Neville, ikuseni enhle, class. Siyajabula sibili ukuphenduka njalo ukulibingelela kulelo bizo elanele konke elenkosi uJesu. Ngithemba ukuthi libe leviki enkulu yendumiso zakhe lezibusiso. Ngingena nje lamuhla ekuseni ngihlangane lomfana omncane lapho futhi wangipha into ebaziweyo encinyane yengilozi elondolozayo. Ikhangele abantwana ababili abancane futhi ngingazi ukuthi lo kwakunguDalton, umfana omncane kaDalton.
Lapha amaviki amalutshwane edlulileyo, kumbe amalutshwane phose amaviki amabili adlulileyo, kwakulobaba ubaba ongumKristu wacelela indodakazi yakhe engumntanga eyayingakabi ngumKristu lapho emile emzileni wokukhulekelwa, futhi umoya ongcwele wakhuluma lapho, ngiyakupha umntwana wakho.
Futhi nangu elapha ekuseni lamuva esindisiwe futhi wabhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu ehlezi kuplatform, njengalokho umoya ongcwele akukhulumileyo, futhi labanye abantwana bonke bahlezi bezinye lezile. Ngiyakwazi imuli kaDalton iyajabula. Bona ininakazi elincane lapho ababe lo kuleko ngomntwana ngesonto edlulileyo becabanga ukuthi uza kufa. Ngiyabona ulokhu elathi lamuhla ekuseni futhi siyajabula kakhulu ngalokhu. Dadewethu babecabanga ukuthi wayenomkhuhlane wokuphela amandla komsipha futhi wayengelakho, ngakho silokubonga kakhulu.
Bona bonke abangane bethu abahle, ngiyakhumbula indoda leyi lapha isiza kimi ngokubuzisana okukhethekileyo eChatakwa ngesinye isikhathi. Ngiyakholwa kwakuyikho sadla sonke ukudla kwekuseni kanye lawe lomkakho labantwana. Ngiyakholwa kwakumbe wena lomkakho kumbe abantwana, yebo futhi Middletown ngase, kodwa sonke ngiyakhohlwa ibizo lelo, ngakho ngakubiza njengokuthi Chatakwa. Yebo Numzana, abaningi babangane bami abahle, umfo wethu Charlie Cox lodade Nelly laphaya obelikhaya lesibili kimi, futhi kungelalutho kodwa lingaba ngabantwana bami. Ngiyahamba phansi lapho kulapho engiqeda khona isikhathi sami sonke sokuphumula, kuphansi lapho ungumzingeli omkhulu wabo Sinti eKentucky, nqangise Indiana, futhi ke Indiana. Futhi Charlie, ngiyakutshela, ngiyalangazelela nje ngizwa sibili ukuthi ngimele ukubamba ezilutshwane zalolo hlobo lwenhlanzi, ama-crepes, kumbe uhlobo lwenhlanzi eliyimizilazila. Ngingakaqalisi phezu lapho, ngizizwa sibili nje sengathi ngingakumela sibili. Umfo wethu Panel pa Annette ovela eLu South Carolina, lomfo wethu awu abanenge sibili nje abehlukeneyo lapho, abavela ezindaweni ezehlukeneyo, ababuye lamuhla ekuseni ukuvakatsha kanye lathi. Liyazi kasila amalunga esikhathi sonke lapha, silobudlelwano nje omunye lomunye lapho igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lisihlanza kukho konke ukungalungi. Kathesi silesifundo esimangalisayo, siyinkazimulo nje, futhi kungelani ni. Ngiyakwazi, ngiyakukholisa futhi, ngiyazi lonke liyakukholisa futhi. Ngiyaqalisa kwezinye izikhathi phakathi kosuku ukukhuluma ngakho kumbe ukubala ngakho. Ngiyathatha phose indima ezimbili futhi bese ngiqalisa emibhalweni futhi into yokuqala. Liyazi, ngisuke kuGenesis kusiya kusambulo, lokhu ngihamba. Futhi liyazi ngizathanda ukuthatha isikhathi lapho esiza, lapho esingangena khona ebhukwini lamaHeberu, futhi sithathe njenge awu nxa isikhathi sabosinti sisiza njengophose ngomfu ngabakazi. Liyazi futhi kuqhubeke kusiya kuze kube isikhathi sokuya ngaphesheya kolwandle, ubusuku ngabunye nje ebhukwini lamaHeberu kumbe ibhuku likaExodus. Ukuthi kanjani uNkulunkulu uExodus ephumisa abantu bakhe phandle kweGibhite ukuphuma, umfanekiso omuhle sibili kithi kathesi silungiselela ukuphuma kwethu. Kuyinto enhle sibili, umbhalo wonke uyabophana nje ndawonye futhi kwindaba eyodwa enkulu. Manje lamuhla ekuseni siloko sisebhukwini lika besiza kuthatha izahluko ezintathu zokuqala zebhuku labase Efesu incwadi kaPaul kwabase Efesu Efesu ezama ukubeka ibandla esikhundleni sayo futhi nje singakasondelikile singabeka nje esinye isikhatshana kumbe ezimbili ukuze sikhuleke nje singakenzi njalo.
Oh Lord our God, we are coming into thy
uNkulunkulu wethu. Siyeza ebukhoneni bakho kathesi. Singafanele njengoba sinje, kukanti siyakwazi ukuthi kulomhlatshelo wegazi lapho ulindele. Usihlanza ekungcoleni konke. Futhi usimisa phambi kukaba. Singasoleli, singelacala. Kungasilutho esingalwenza ukuthi sifanele lokho. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu usenzele lokho, siyakhothama ngokuzithoba ebukhoneni bakhe lebizo lakhe. Sicela ukuthi uzathumela umoya ongcwele namuhla ekuseni phakathi kwethu. Futhi kungayisikho ukuba ngosiyazi benkolo kumbe ukuba kwazi ukuhlela imibhalo. Kodwa ngingothokoza nje lokubonga ekuzweni komoya ongcwele lapho uhamba phakathi kwami. Mawusibusise sonke ndawonye lapho sibala ilizwi lakho elilotshiweyo ukuthi libe yimpilo elaphakade kithi. Siphe khona Baba, siyakucela ebizweni likaJesu langenxa kaJesu. Amen. Kathesi ngingathi phakathi lapha kuqala ukuthi nxa loba siphi isikhathi ngingakhuluma enye into engavuma ngaliyo engahlalanga kuhle nje mhlawumbe engalunganga impela ngokwemfundiso yakho kumbe enye into ongasoze uvumelane layo, ngiyathemba umoya ongcwele ukuthi uza kwenza kuhleleke futhi uhlabuse sibili kuze kuthi kungabi lokukhubekisa la kancane bona ukuthi kuza kuba othandweni lobudlelwano. Lokho yikho okumiselwe ukuba ileyo ndlela. Futhi lokhu konke kuqalise ngentshumayelo ngesonto edluleyo, ngiyakholwa kwakuyikho ngesonto edluleyo ekuseni ngokuthi inkosi elahliweyo. Ukhona oseyitholile ithephu na? Ngicabanga sebelawo futhi lingaba lawo nxa liwafisa inkosi elahliweyo. Kathesi izinsuku ezilutshwane nje futhi sizabe siqalisa ephezulu eMiddletown, Ohio. Sifuna bonke labo abalama lamakhefu abo amiselwe isikhathi leso ukuba leqiniso ukuhlangana lathi khonale ngoba sikhangelele isikhathi esikhulu sobudlelwano eMiddletown, Ohio. UDokotela Sullivan ungumgcini sihlalo ngiyacabanga wekomiti futhi kuza kuba lobusuku obuhlanu bakho. Ngizabe ngijumayela njengesikhulumi esinxusiweyo ku-convention yamazwe wonke ebandla eligoqela izinhlanganiso zamasonto. Futhi ke khona ke emva kwalokho kuza kuba ngumhlangano wethu kusukela lapho kusiya sesilapho kuhleliwe kuze kube ngolwethumi lambili. Kodwa phansi kokuzwisisa ukuthi singaqhubeka sisiya loba kwelinye iviki emva kwalokho kuya ngokuthi umoya ongcwele ukhokhelela kanjani. Sonke sifuna ukukhokhelelwa ngumoya, lokho nje umoya athi kwenze khona ke kwenze masinyane. Futhi masikhumbuleni lapho silalela umoya isifundo esisodwa esikhulu esifuna ukusifunda ikungajahi. Bona thatha isikhathi sakho woba lokholo. Nxa sicele uNkulunkulu loba yini, khumbulani uNkulunkulu uyaphendula umkhuleko, uyakwenza esikhathini sakhe ngendlela enhle sibili ukwenza kusisebenzele kuhle. Futhi nxa lokho kungenjalo, manje ke kuyini esikwenzayo lapha lamuhla ekuseni? Kuyini, kuyini esizitsho ngakho ngesiKristu? UNkulunkulu, nxa leli kungayisilo lizwi likaNkulunkulu, manje ke alisilo qiniso, khona ke siyatholakala siphakathi kwabantu abalusizi kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu ukuhlanganisa inhliziyo kanye labanene lapha abakwaziyo ukuthi leli yilizwi likaNkulunkulu elingehlulekile. Khona ke kulilizwi lonke eliyiqiniso, ilizwi lonke lakho, isitsho sakho sonke.
And with the grace of God,
futhi ngomusa kaNkulunkulu ngaba lethuba ukukhangela ilizwe lelo ngolunye usuku esizahamba kulo. Izolo abantu abakwazi ukuthi yizikhathi ezidanisayo ezibuya kanye lalolu hlobo lwenkonzo. Ngadana sibili futhi ngathi umkami ngifisa ngabe ngazihambela nje. Wathi, ngani usitsho lokho Bill? Ngathi, oh lapha ngilezinhlupho lezinto. Futhi ke kwakhangeleka njengokuthi umoya ongcwele wathi uzama ukuzikhekheleza ngabe uzama ukuzivika bona. Hathi ngathi ngivumele nje ngime ebusweni bakho konke futhi ngikhangelane lakho bona nje bona. Kungcono kakhulu ngokuthembeka ngeqiniso. Ngikhuluma lokho ngobufakazi bokuzibonela ngamehlo ukuthi emva nje kwalempilo isiphelile singena elizweni eledlula loba yini lokho loba ngubani angakucabanga. Futhi nxa kungaba khona abemzini lapho ngithemba ukuthi alisoze ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi lingangithathi njengodlulisa amalawulo. Ngifuna uba kungaba lolutho yikuthembeka lokukhuluma iqiniso futhi kungangisizani ukukhuluma into engayisiyo lapho kuloku nenge kakhulu okulapha okuliqiniso. Thina singakhuluma okungayisikho mayelana ngakho na bona kuliqiniso nje. Futhi akumangalisi ngiyakholwa uPaul wahluthunyelwa ezulwini lesithathu futhi wabona izinto lezo okwakungafanelanga kuye ukukhuluma ngazo. Futhi ngolunye usuku wathi ilihlo alibonanga indlebe ayizwanga kumbe akungenanga enhlizweni yomuntu lokho uNkulunkulu ababekele khona ababekeleyo labo abamthandayo. Oh, siyaphila nje, siphila enqwabeni yezibi phansi lapha. Yikho kuphela inqwaba yezibi nje, egcwele intuthu ethunqayo evela ekungcweleni. Loba singangcweliswanga ngayo ngokwethu, siphila phakathi kwakho. Lapho intuthu ivela emalahleni esona. Enye yezinto ezigulisayo kakhulu engingacabanga ngayo ligodi lezibi elidala ledolobho elichayo. So ake wabaduze lelinye lokho okubi umnuko ongcwelisiweyo wentuthu uphakama phakathi kwenhlobo zonke zokungcola futhi ungakuphefumula khona futhi kuyakuphendula lapho. Ngiyakhumbula ngisehla ngisiya eNew Albany phansi ngase ngaphansi ku-18th Street lapho igodi lezibi elidala elalivame ukuba khona futhi ngangithatha phansi lapho lokubala amamitha futhi ngangisesaba nje lolo suku okwakumele ngihambe ngalo indlela yechumi lesificaminwembili lapho kwakumele ngikuthathe lokho phansi phakathi lapho ngoba kwakuzanuka lowo mnuko omubi futhi kukanti kulele phandle la kwakuyimizimba yamagundwane lezinja lento yonke liyazi okwakuthunqa futhi lentuthu leyo endala iphakama kukho. Manje kukanti lokho yikho limpilo efaniswa lakho ebuhleni bakho ukuthunqa nje isono siyanuka nje uvela endaweni zonke njengoba kwakunjalo ngikhuluma okomoya. Kodwa lapho umoya uvunguza khona ukhululekile futhi yonke into inhle lokuthula lentokozo lempilo elaphakade ngaphesheya nje komfula. Kodwa sisempini ngakho masingahlali phansi nje futhi sithi masiphangiseni futhi sihambe lapha ngasiletheni umuntu wonke kanye lathi lo esingamletha. Yebo. Futhi manje injongo yezifundo lezi ikugxilisa labo ase bavela bacaphela ngaphesheya kwelizwe. Injongo yalokhu ukufunda ibhuku leli labase Efeso ikubeka ibandla esikhundleni salo lapho elima khona impela kuKristu. Kungumfanekiso weTestamente elidala lebhuku likaJoshua lapho uJoshua wabela khona isonto edlulileyo sasilakho lapho uJoshua wabela ilizwe emuntwini ngamunye futhi wakwenza ngokuphefumulelwa ukuthi uMose wayenjani. Wakhupha abantu phandle kweGibhithe igaliki iliki phandle futhi wabanika indawo lapho uNkulunkulu ayethembise iminyaka engamakhulu amane ngamuva kumbe iminyaka engamakhulu amane ngaphambili ukuthi uzabaletha endaweni ilizwe elihle eligeleza ucago loluju futhi uMose wakhokhela abantwana bako-Israyeli elizweni kodwa kazange abangenise futhi uJesu kwabakamoya ebantwini abaza zathenjiswa umoya ongcwele kusukela ekuqaleni uJesu wasikhokhelela khona esithembisweni kodwa umoya ongcwele wabuya njengoJoshua ukuthatha lokukhokhela lokuqondisa lokuthumba ilizwe kumbe ukuthumba ibandla siyathola ngesiqalo khona ke ukuthi kwelethu manje nanku lapho mhlawumbe abantu bengacabanga ukuthi angihloniphi futhi ngizama ukunganaki abazalwane angenjalo uNkulunkulu ngumahluleli wami angenjalo bona ngizama ukutshengisa enye into eliqiniso bona sesikhethe abakhokheli bamadoda kuloku kukhokhela abakhokheli ukukhokhela kukamoya ongcwele sifune abantu basabele ingxenye yethu futhi basikhokhele inhlanganiso zesonto njengeMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iLutheran, Church of Christ, iPentecostal lezinhlanganiso zesonto ezijiyeneyo ukubeka inhlanganiso njengomzekeliso futhi siyakulandela lokho kodwa thina si akulandawo eBhayibhelini okumele senze okunjengalokho akula okulotshiweyo okugodwa kombhalo kulo lonke iBhayibheli kaNkulunkulu lapho ake wahlela ibandla kumbe lapho ake wakhuluma ngenhlanganiso akula le ndawo eyodwa eBhayibhelini kodwa kuhlala kuphikisana lakho akafuni ukuthi sifanane njengezinto zomhlaba usifuna sibe ngabahlukileyo sibekwe eceleni angitsho kathesi ukuba lizanka njengoba sikubiza ngitsho ukuba ngabantu ababiziweyo oh isizwe esibusisiweyo lesingcwele siphila impilo ezingaphezu kwehlazo sisenza siziphatha njengalokho ayengakwenza esebenza phakathi kwethu ngoba singumsebenzi wakhe sadalelwa kuKristu Jesu emsebenzini emihle ngathesi ngolwesithathu ebusuku abaningi benu lalingekho lapho ngolwesithathu ebusuku kodwa sangena phakathi ngiyakholwa kwindima 3 kumbe ihatshi yindima 5 sibe ngabantwana kumbe ukubekwa kwabantu ukuthi kanjani uNkulunkulu ezama ukubeka abantu bakhe futhi lapho uNkulunkulu ebeka oyedwa khona ke o ibandla lonke lifuna ukuba njengalo ukuba lohlobo olufanayo lwezinto ukwenza izinto ezifanayo sibunjwe ngokwahlukileyo senziwe ngokwahlukileyo silemvelo eyahlukileyo futhi sibekwe ezikhundleni ngokwahlukileyo ilo nalo okomsebenzi wahlukileyo mhlawumbe oyedwa okohlobo lomsebenzi omncinyane nje omunye okomsebenzi omkhulu ngiyakholwa kwakungudavida kumbe omunye wabaprofeti ngiyakhohlwa manje wathi ngingabangcono ngibe yisigcabha somnyango endlini yenkosi kulokuba ukuhlala ematendeni lababi lababi kathesi siza kuma okomzuzwana nje ekubekweni ubuntwana indima 5 sizama ukwehla phansi ngalokho esingakwenelisa kukho kodwa kathesi khumbulani indikimba yonke isekubekweni bangaki abakuzwisisayo lokho masikuzwe likutsho ngelizwi elilodwa ukubeka umzimba kaJesu Kristu esikhundleni sawo lapho umoya ongcwele usikhokhela nanko ke manje sesikutholile bona esibeka esikhundleni sethu ibhuku labase-Efesu lenza khona lokho futhi khangelani lumfundisi omkhulu uPaul Into yokuqala ayenzayo ikukhupha wonke umcabango wokuwa, ukhuphe wonke umcabango wokuba nguKristu lamuhla kusasa angisekho, futhi ngosuku olulandelayo uNkulunkulu uyangilahla, futhi ngosuku olulandelayo sengiphendukile njalo. Lo ngumbhedo. Manje lokho ibhuku leli kalibhalelwanga imfundiso yokuvangela, intshumayelo zabavangeli. Angibambi lokho enkundleni, ngiyaletha lokho ebandleni, ngoba uPawulu wakubhalela abangcwele, labo ababiziweyo, futhi balondolozwa, futhi bagcwaliswa, futhi babekwa eceleni, futhi bakumoya ongcwele, sebevele sebeselizweni leKhenani. Uzama ukubatshela into yokuqala, kukhuphe engqondweni yakho ukuthi uzalahleka, futhi uzakwenza lokho, futhi uyesaba lokho. Ungesabi lutho, ngoba uzama ukukutshela lapho okhona ukuthi ungubani, ukuthi ume kanjani. Manje ungayenza izinto ngokungayisikho, futhi sikhathi sonke usenza loba yini okubi uzabhatalwa ngakho. Yebo mnumzane, uzavuna lokho okuhlanyeleyo, kodwa lokho akulanto eyodwa yokwenza ngosindiso lwakho. Nxa uzelwe ngokomoya kaNkulunkulu, ulempilo elaphakade, futhi awusafi njengoNkulunkulu engafi. Uyingxenye kaNkulunkulu, uyindodana kaNkulunkulu. Ngazalwa nginguBranham, ungangipha elinye ibizo, elinye ibizo, kodwa akusoze kungenze ngisilele. Ngilokho nginguBranham, ngazalwa nginguBranham, ngizahlala nginguBranham. Ngiza ngingalimala isimilo ngolunye usuku, ngibanjwe yi-arthritis, ngibhewuke futhi ngiklebhukile, ngize ngikhangeleke njengenyamazana, kodwa ngiyabe ngilokho nginguBranham. Ngani? Igazi likaBranham lingaphakathi. Yikho lokho oyikho, futhi ingqe kuphela uNkulunkulu ekwenzile. Manje khumbulani, angikhulumi kulabo abaphandle kukaKristu, ngikhuluma kulabo abakuKristu. Ungena njani kuKristu? Ngomoya munye, uhlamvu khulu MOY, okutsho ukuthi ngomoya ongcwele munye sibhabhathizwe sonke emzimbeni munye. Kanjani thina singena njani ngobhabhathizo lwamanzi? Angivumelani kanjani lani lina ma-Baptist, futhi lani lina ma-Church of Christ, hathi ngobhabhathizo lwamanzi? Ngijola kancane, abaseKorinte bokuqala 12 yathi ngomoya munye, umoya ongcwele, siyalethwa kulowo mzimba, futhi sivikelekile njengomzimba lo uvikelekile. UNkulunkulu wakuthembisa khona. Engamehlulela kanjani uNkulunkulu njalo? Lapho waya eCalvary, esiya phezulu eGolgotha, wachaywa, wacothozwa, wayengela kusilisa, wayengela kukhuluma ngitsho ilizwi lakancane, ngoba ngani? Wayelezono zomhlaba kuye. Hathi ngenxa yokuthi wayeyisoni, kodwa wenziwa isono ngenxa yami nangenxa yakho. Zonke izono zomhlaba kusukela ku-Adamu kuze kube sekubuyeni kwakhe zahlala phezulu kwamahlombe akhe. Futhi uNkulunkulu wayengajezisi indodana yakhe, wayejezisa isono. Bona ukuthi kwakukubi okunganani. Wayesenza inhlawulo, wayesenza indlela yokubaleka kulabo bonke uNkulunkulu ngokwazi kwakhe kwangaphambili. Wayekwazi babeza kuye. Sizangena kulokho kumizuzu emlutshwane. Manje khona-ke lapho usu ngomoya munye sibhabhathizwe kulowo mzimba, umzimba munye okunguKristu, futhi silondekile nini lanini. Manje yikho lapho okwenza sengathi akuzwisiseki ikakhulu amakholwa esi-Arminiyeni ukuthi bona kumele ukuthi benze enye into ukuze bafanele ngokwabo, kumbe enye into eyomvuzo. Kungaba kanjani ngezinto ezimbili ngasikhathi sinye? Kungaba khona ngomusa kumbe ngemisebenzi okukodwa? Akungeke kube ngento yinye, kungezinto ezimbili ezehlukeneyo. Kumele kube ngokukodwa. Kuyi mina bo angiboni olunye ulutho nje kodwa umusa kaNkulunkulu. Yikho kwenziwa kwami ngihlezi ngikholwa emuseni ngingumusa nje ndawo yonke yikho kuphela akusikho mina mina loba empilweni yami lapho ngisengumfana ngangingaboni lutho umusa nje umusa bathi ngiza nwaye umhlane wami lami ngiza nwaye owakho awu yisaga esibi kodwa angilandaba loba uyanwaya owami kumbe hatshi nxa owakho ufuna ukunwaya ngiza kunwaya kungenani bona umusa yebo numzana bona umusa usebenza ngothando nxa uwufuna kungenani loba ungazange ungenzele ulutho angila lutho olulodwa lokwenza ngawo nxa ukufuna ngiza kwenza kungenani umusa ngenxa yokuthi uyakufuna ngangifuna ukusindiswa kwakungela lutho olwalungangisindisa kwakungela lutho engangingalwenza ngokwami ngangingeke ngisindise ukwedlula olunye ulutho kodwa ngangifuna ukusindiswa ngoba ngikholwa kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe eyenzwe emfanekisweni wenyama elesono ukuhlupheka endaweni yami futhi ngasindiswa ngomusa kuphela ngasindiswa akulanto eyodwa engangingayenza kumbe wena ongayenza ukuzisindisa futhi lalabo abazi ngaphambili umhlaba ungakasekelwa bese kukho ngolwesithathu olwedluleyo safanekisa uNkulunkulu kuEla Elohim wakhe futhi satshengisa ukuthi wayeziphilela yedwa kodwa phakathi kwakhe kwakulobu baba phakathi kwakhe kwakuyizimilo ezehlukeneyo ezinjengomsindisi ezinjengomsilisi lokho konke kwakukuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wayeziphilela yedwa kodwa kuba wayengumsindisi wayenguba wayengela ngilosi wayengela lutho kwakungela lutho kodwa yena ngokwakhe wayeziphilela yedwa akula olunye ulutho olwalukhona kodwa uNkulunkulu kodwa kuyikuba enguNkulunkulu khona-ke kufanele kube lenye into yokumkhonza ngoba wayethanda ukukhonza futhi ubukhona bakhe uqobo badala izidalwa ukuthi zimkhonze manje okwesikhatshana asikuchayeni njalo okwesikhatshana manje asisoze singene entweni yonke kodwa liza kuthola kuthephu kodwa ke ngenxa yokuthi wayenguNkulunkulu wenza ingilozi futhi ingilozi zamkhonza ingilozi zilokho zimkhonza ngani ingilozi ezima ebukhoneni bukaNkulunkulu zila isithupha amasethi empiko impiko eziyisithupha zithwala amabili phezulu kobuso bazo amabili phezulu kwenyawo zazo futhi ziphaphe ngamabili ebukhoneni bakhe zimemeza imini lobusuku ngcwele 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 Nkosi uNkulunkulu Somandla yikho lokhu umbhalo okuthoyo zamkhonza manje lokho kwadala eyinye into yokumkhonza khona ke phakathi kwakhe kwaku lesifanekiso somsindisi sasingenza kanjani esinye salezo zidalwa lapho kwakungela sono kumbe kungela micabango yesono sasingalahleka njani esisodwa sazo kwakungeke kwenzeke ngakho kwakumele kube leyinye into eyenziweyo engalahleka ukuze abe ngumsindisi phakathi kwakhe kwaku ngumsindisi liyakholwa ukuthi ungumsindisi liyakholwa ukuthi ungumsilisi kodwa pho aluba kwaku ngelalutho lokusindisa kumbe ukusilisa bona kwakufanele kube leyinye into enziwe ngaleyo ndlela ngakho manje akazange akwenze ngaleyo ndlela kodwa wabeka umuntu ukuba azikhethele nxa ungathatha lokhu uyaphila nxa ungathatha lokhu uyafa futhi wonke umuntu oza emhlabeni lokho ebekwe entweni efanayo uNkulunkulu ngokwazi kwakhe ngaphambili wayekwazi owayeza kwenelisa lokuthi ngubani owaye ngasoze nxa uNkulunkulu engu umbuzo wabuzwa izolo ngesazi sezenkolo kimi obekade ebuya emihlanganweni kumbe esizwa itape wathi umbuzo owodwa wathi khona-ke uNkulunkulu ukhona ndawo zonke yini khona-ke wathi engaba ndawo zonke ngathi akakho ndawo zonke ngendlela ibala elikhuluma ngalo ukhona ndawo zonke angeke abe ngokhona futhi-ke abe khona ndawo zonke nxa endawo zonke kungani ukhulekela umoya ongcwele nxa endawo zonke uyagcwalisa imikhenke yonke iy'nkosi izifoto izicucu zesakhiwo ingxoza zonke ezinye izinto ezikhona ngathi kungani wazingela uMosi nxa endawo zonke endlini yezikhambi
Kungani wagijima phezulu laphansi esivandeni se-Eden ememeza Adam, Adam ungaphi na nxa endawo zonke? Undawo zonke ngoba wazi konke, wazi izinto zonke ngoba akala mkhawulo. Ukungabi lamkhawulo kumenza abe ndawo zonke. Endawo zonke khona ke engelamkhawulo, khona ke uhlala emazulwini, uhlala endaweni ngoba ungubukhona. Kodwa engelamkhawulo khona ke uyazi izinto zonke, esazi isikhathi sonke. Umyane ucwayiza ilihlo lawo, wazi ubungayezi lapho okuhamba khona ehlangeni lwenyosi ukuthola uluju lwayo. Wazi inkonjane yonke ehlala esihlahleni, wazi umcabango wonke osengqondweni yakho ngoba akalamkhawulo futhi uyakwazi konke. Lokho yikuthi akasuye kuphela ongelamkhawulo, wazi konke, wazi izinto zonke, kodwa ungubukhona. UNkulunkulu ungubukhona futhi phakathi kobu ungubukhona lobu kwaqala ukuletha lezi. Futhi isono, ngathi ngobunye ubusuku, isono asisiyo ndalo, akula lutho olwadalwayo kodwa okupheleleyo. UNkulunkulu wadala izinto zonke kuhle, isono kayisisiyo ndalo. Bathi awu, leyo yindalo uqobo yesono. Selakuzwa lokho, kodwa leyo yibambeko, isono kulomdali oyedwa kuphela nguNkulunkulu. UNkulunkulu wayengeke adale isono ngoba ungcwele, futhi akula lutho kuye ukusenza. Isono yimpambukiso, hathi indalo, kodwa yimpambukiso. Ubufebe yisenzo esilungileyo siphambukisiwe. Amanga liqiniso likhulunywe ngokungayisikho. Loba yisiphi isono, loba yisiphi isono, yikulunga kuphambukisiwe. Ngakho ke manje uNkulunkulu uhlezi usevele wazibonakalisa unguNkulunkulu, usevele wazibonakalisa njengomsindisi. Umuntu wayelahlekile futhi wabasindisa. Usevele wazibonakalisa njengomsilisi. Akwenzi ngitsho lo mehluko lokho abantu abathi uyikho, futhi uyikho kungenani kunjalo nje. Ungumsilisi, ungumsindisi, unguNkulunkulu, ungulaphakathi, futhi ule njongo, futhi injongo yayo yayikuba ekuqaleni ukwenza izidalwa ezazizamthanda futhi zimkhonze. Futhi wenza izidalwa, futhi izidalwa zawo. Futhi ke uNkulunkulu ngokungabi lomkhawulo kwakhe, wakhangela phansi ngokuhamba kwesikhathi, futhi wabona umuntu wonke owayeza kusindiswa. Umuntu wonke wakwazi ngokwazi ngaphambili. Ngakho ke nxa yena ngokwazi ngaphambili, wazi lo owayeza kusindiswa nalo owayengasuzi asindise, wayengamisela ngaphambili. Ngakho ibala kalisilo bala elibi kangako. Linjalo na, wayengamisela ngaphambili ngoba wayekwazi owayeza kwenelisa nowayengasoze enelise. Ngakho ke ukuze abambe labo ababeza kwenelisa, wayemele enze inhlawulo ngezono zabo. Nxa singenelisa sifuna ukungena kukho indima ezilutshwane nje ngaphansi. Wasimisela ngaphambili empilweni laphakade, esazi ukuthi labo ababeza kubeka eceleni izinto zonke, futhi kungenani lokuthi kwakuzakhangeleka kungelamsebenzi okunganani phambi kwabantwana bomhlaba, kwakungasoze kutsho into eyodwa kubo ngoba babengabantwana bakaNkulunkulu. Futhi wababiza, futhi wathuma uJesu ukuze igazi lakhe libe yinhlawulo, inhlawulo yegazi, ukwenza inhlawulo kumbe isamukelo kumbe ukuhlanzwa. Indlela yokuhlanzwa kokuphela, hathi kanye nje emvuselelweni eyodwa kodwa ephila kokuphela, esenza ukunxusela ukuze uKristu agcinwe ehlanzekile imini lobusuku. Kule gazi likaJesu Kristu elenza isamukelo esiphambanweni lapho ebukhoneni bukaNkulunkulu, elisihlanzayo kokuphela imini lobusuku esonweni sonke. Futhi sithukuziwe phakathi salondolozwa. Sithukuzwe njani? Ngomoya ongcwele emzimbeni weNkosi uJesu, futhi salondolozeka lo ozwa amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ulempilo engapheliyo futhi akasoze abuye ekwahlulelweni kodwa usedlulile ekufeni waya ekuphileni akusela ukwahlulelwa umkristu akasoze aye ekwahlulelweni ukristu wamhambela ummeli wami wama endaweni yami wangikhulumela icala lami ukuthi ngangingakwazi watshela ubaba ukuthi ngangingafanelanga ukuthi ngangingakwazi kodwa wangithanda futhi wathatha indawo yami futhi wangikhulumela icala lami futhi lamuhla ngikhululekile ngebona umzana futhi wacitha igazi lakhe ukunikela lapho ngezono zethu kumbulani ngolwesithathu ebusuku obedluleyo akula mkristu umkristu uyona kodwa isoni asingeke soni isoni kasoni ngoba uyisoni uyisoni nje kwasekuqaleni futhi yikho kuphela lapha thatha ingamuva yebhuku leli imnyama ngokunganani kwalokhu okumnyama kumnyama bonke akula nje okumhlophe kukho kumnyama uthi lokho okungaka lapha hatshi akunjalo into yonke imnyama kumnyama konke iyo indlela isoni esiyikho ulahliwe nje kwasekuqaleni wena uthi bo aluba esenza ubufebe aluba ebamba omunye umfazi iganyavu aluba aluba echova amakhasi aluba edubula omunye umuntu lo awusiwo umsebenzi wethu lo awusiwo umsebenzi wethu silemithetho phansi lapha ukunakakela lokho asisibo baguquli singabajumayeli bevangeli asimcali ngalokho akwenzileyo asimcali ngokwenza ubufebe siyamcala ngoba uyisoni nxa engumkristu angeke akwenze kunjalo nxa eseguquliwe angeke akwenze lokho kodwa ngenxa yokuthi uyisoni yikho okumenza enze lokho yikho lapho okukhupha khona isisekelo phandle kwabangaphansi bezomthetho yebo ngumnumzane mfowethu wothi ngutshele akusikho ngemisebenzi kodwa ngomusa sisindisiwe futhi lokho ngokholo yebo numzana manje angicali abazalwane bezomthetho bangabafo wethu futhi bazabe belapho ngokufanayo njengabanye babo bonke baza kube belapho ngoba uNkulunkulu wamisela ngaphambili ibandla lakhe ukuba lapho kodwa into nje liyagcina abantu bedabukile kakhulu abakwazi ukuthi kuyini lamuhla awu mhlawumbe nxa ngibenze babe kwazi nje ingqe kuphela bele ndlala yomhlaba abakho lapho kwasekuqaleni angiphili ngithembekile kumkami ngoba ngicabanga uza kwahlukana lami ngiphila ngithembekile kumkami ngoba ngiyamthanda kuyisikhundla somthetho esisithetheyo ukuthi siyathandana okokuqala singakabi lapho kwakumele kube luthando ngiyamthanda loba ngikholwa uba ngenze enye into embi angangithethelela loba kunjalo angeke ngikwenze kungenani ngiyamthanda yiyo indlela okuyiyo ngoKristu nxa ngingaphila ngilamachumi amahlanu nxa ngingaphila ukuba lamachumi ayisicamunwemunye kumbe ikhulu ngibe leminye iminyaka engamachumi amahlanu ukuchumayela futhi ngingachumayeli lasikhathi ngihambe futhi ngihlale emfuleni ngisindisiwe kungenani uNkulunkulu wangisindisa ngomusa wakhe ngingenzanga lutho olufanele ukubonga engalwenzayo kumbe enye into ngiyachumayela ngoba ngiyamthanda futhi ngiyabathanda abantu bakhe futhi yiso isizathu ngisazi ukuthi ngidlulile ekufeni ngangena ekuphileni ngenxa yokuthi ngiyabathanda futhi ngiyabalandela kungelandaba yiluphi uhlobo lwesimo abakulo ngiyabalandela kungenani hamba uyobathatha kungenani badonse kungenani nxa abachumayeli bengavumelani labanye bengavumelani lenhlanganiso zesonto zingavumelani lokho akungimisi kuleye into akuzange kumise weza khona phakathi kokungakholwa futhi akuzange kumise waqhubeka esiya kungenani yikho lokho esikwenzayo phuma phandle futhi sibathule sibabambe kungenani kungelandaba finyelela bamba bamba ngamandla akho onke awukwazi ukuthi bangubani
That's because of love.
Basindise lokho kungenxa yothando. Hathi ngoba ufanele ngwenze
kodwa ngoba ngiyathanda kodwa uyathanda uthi ngifanele ngiye ukuqondisa lokho lomfazi lo kodwa ngiyalitshela khona manje ngicabanga ngoba ngiyahamba ebandleni ngifanele ngihambe ngikuqondise hathi nguwe ofanele uqonde kuqala bona bona nxa ungelathando lukaNkulunkulu enhlizweni yakho okunye okuthize kukwenza ubekwazi ukuthi awulunganga khona-ke uyahamba khona-ke uyahamba uye ukulungisisa lo nkulunkulu khona-ke ubusulungisisa lo makhelwane wakho ujesu wafundisa into efanayo wathi nxa usiza elathini futhi kule khumbula kule nsolo ngomakhelwane kumbe umfowenu hamba ukulungiselayo kuqala manje manje ezikhathini ezizabuya sibe lakho ngolwesithathu ebusuku ukubonakaliswa siyakubamba njalo lamuhla ekuseni ekubonakalisweni kwamadodana kaNkulunkulu ngelinye ilizwi uNkulunkulu ulindele futhi-ke esikhathini sokugcina lapho sonke sisima phambi kwakhe ingelozi zazingalahlekanga azisoze zikwazi ukuthi zikholise njani izibusiso njengathi sikwenza azikazi zilahleke kodwa ngiyakwazi lokho engivela kukho ngiyalazi idwala lapho engaqethulwa khona isuku uyakwazi lapho owaqethulwa khona manje lapho sesifunyanisiwe khona-ke singama phambi kukankulunkulu oh lusuku bani oluhle oluza kuba khona khona-ke ukubekwa ubuntwana ukubeka manje uNkulunkulu uyenza lokho emsebenzini futhi manje nxa ngingaletha lokho kini manje-ke sizaqalisa ngendima 5 ngifuna ukuyibala wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe uqobo kuyintokozo kuNkulunkulu ukwenza intando yakhe ebeka ubuntwana ebeka manje kuyini akwenzayo ubeka ibandla lakhe kuqala ubabize ibandla lakhe i-Methodist, i-Presbyterian, i-Lutheran, i-Baptist ebabiza khona-ke kuyini akwenzileyo wathumela umoya ongcwele futhi wabapha ubhaphathizo lukamoya ongcwele ngifuna lina bantu bePentecost likukhuphe lokhu phandle kwenhliziyo zenu iPentecost kayisiyo nhlanganiso yesonto iPentecost yisehlakalo ngumoya ongcwele kayisiyo nhlanganiso awungeke wenze umoya ongcwele inhlanganiso angeke akumele manje lile nhlanganiso eliyibiza ngalokho kodwa umoya ongcwele uyaziphumela khona phandle futhi akuyekele uhlale lapho okhona futhi aqhubeke nje ehamba bona iPentecost kayisiyo nhlanganiso iPentecost yisehlakalo futhi-ke uNkulunkulu wanika abantwana bakhe ukuzalwa kakutsha ngobhaphathizo lukamoya ongcwele beza khona eduze lakho lapho bezihlanza ngeNazarene Pilgrim Holiness khona-ke kweza esehlakalweni sePentecost kumbe ubhaphathizo lukamoya ongcwele ukubuyiselwa kwezipho baqhubeka bekhuluma ngendimi futhi becasisa indimi futhi baphiwa izipho zokusilisa lezimanga lezibonakaliso lezimanga zaqala ukuba phelekezela manje bangabantwana bangabantwana bakaNkulunkulu basesikhundleni sabo kuKristu bangabantwana ngokuzalwa futhi ukuzalwa okutsha futhi lokuphenduka ngokwakho ngumoya ongcwele awukaguquki uze uthole umoya ongcwele yikho lokho okwathiwo ngumbhalo ujesu watshela upetro buza loba ngubani bala umbhalo wakho walungisiswa ngokukholwa enkosini ujesu waba ngumlandeli umpostoli ujesu wamnika amakhiye ombuso futhi uJohane 17:17 wabangcwelisa wabanika amandla wabathumela phandle baxotsha udeveli lezinto wabangcwelisa bangcwelise baba ngeqiniso lakho ilizwi lakho liliqiniso ngiyazingcwelisa ngenxa yabo lelo ngelinye lamazwi amnandi engake ngawezwa baba ngiyazingcwelisa ngenxa yabo liyakwazi wayelelungelo lokuba lekhaya wayengumuntu liyakwazi kungani wayelelungelo ukuba lo mfazi wayengumuntu
But he said, Father, I sanctify myself.
Wayenelungelo ezintweni zonke lezi kodwa wathi baba ngiyazincwelisa ngenxa yabo ngiyazincwelisa ngakhuluma lomchumayelo omncane izolo ngizamchumayelela ubusuku obulithwani obuzayo phezulu lapho emgwaqweni omkhulu futhi ngabuza ngento ethile wathi yebo mfowethu Branham kodwa iningi labantu bami abakukholwa lokho ngathi iningi labo bonke ngabomthetho yebo umfowethu akakukholwa lokho kodwa wathi ngenxa yabo ngangifuna ukumsingatha intamo yakhe ngenxa yabo ngiyazincwelisa ngenxa yabo uJesu wayefundisa amadoda alithumi lambili ukuthi ngalawa madoda alithumi lambili babeza hambisa ivangeli emhlabeni futhi wathi ngenxa yabo ngiyazincwelisa zenze ngenxa kamakhelwane wakho ngenxa yomunye umuntu ungasebenzisi inkululeko yakho ibe lizaba watsho uPaulo kodwa zingcwelise ziphathe kahle esigabeni njengomKristu oqotho afanele kwenze makuthi inkulumo zenu zibe nxa ungahlangana lesitha sakho zingcwelise ngenxa yakhe ungakwazi lokho ongakwenza manje ukubeka indodana into yokuqala emva kwendodana isikhulu waba indodana kodwa ke siyathola ukuziphatha kwakhe yikho okwamfaka ukuba abekwe ubuntwana loba uziphathe kuhle kumbe hatshi futhi kuye yiPentecostal manje ngivumele ngilitshengise nje ukuthi iPentecost kayisiyo inhlanganiso yesonto mangaki amaBaptist phakathi lapho ababengamaBaptist abamkela umoya ongcwele kasiboneni izandla zenu bona mangaki amaMethodist abaphakathi lapho abamkela umoya ongcwele phakamisani izandla zenu mangaki amaNazarene phakathi lapho abamkela umoya ongcwele phakamisani izandla zenu amaPresbyterian abemkela umoya ongcwele bona amaLutheran ezinye inhlanganiso zesonto labo ababengasibo bePentecost lakancane ababenga bezinye inhlanganiso zesonto nje abemkela umoya ongcwele masibone isandla sakho bona ngakho ke iPentecost kayisiyo inhlanganiso yesonto yisehlakalo manje uNkulunkulu wakungenisa emzimbeni kaKristu manje kuyina kwenzayo emva kokuzifakaza wazincwelisa ngokuziphatha kwakho okuhle walalela umoya ongcwele kungenando ukuthi umhlaba uthini ngizakhuhla lokho kalukhulu sibili bona ngoba angikutsho ngokuba lukhulu ngingi ngicela lingenzi sibili bona ungacabangi sibili ukuthi mina ngilolunye angifuni ukuba njalo lokho okungikhathazayo ukuthatha abantu futhi uthumayele kibo leliqiniso elithunyelwe nguNkulunkulu futhi bazabuyela khona emuva futhi baqhubeke besenza into efanayo futhi bathi balomoya ongcwele lokho nje kuphosa kukone bona luyini uhlupho bayaphenduka khona ngemuva entweni efanayo njengabantwana nje bako-Israyeli babefuna inkosi ukuze inkosi ibuse phezu kwabo futhi ibenze benze njengama-Amori lama-Amaleki lama-Filistiya liyakwazi maninakazi ukuthi akulunganga ukugqoka amabhulukwe liyakwazi lokho na liyakwazi ukuthi ngakulunganga ukuquma amaxa enwele zenu uyakwazi ukuthi ngakulunganga mnumzana kuwe ukuqhubeka ubhema futhi wenze ngendlela owenza ngayo uyakwazi ukuthi ngakulunganga kuwe ukungabi yindoda yendlu yakho umkakho uba lesavuko solaka oluncinyane futhi akukhahlelele phandle bomnyango futhi uthi yebo busisa inhliziyo yakho sithandwa ngizaphenduka khona njalo uyakwazi wena ungaba kanjani umgcini endlini kaNkulunkulu lapho ungakwanisi lokubusa indlu yakho kunjalo sibili uyakwazi dade ukuthi indoda yakho akasiyindoda yakho kuphela kodwa ungumbusi wakho uNkulunkulu watsho njalo ngenxa yokuthi indoda ayikhohliswanga umfazi wakhohliswa futhi lani bathumayeli lizaqhubeka lisenza abelusi besifazane nabathumayeli emabandleni enu lisazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu alikuvumeli. Liyaqhubeka lisebenzisa ibizo leli Baba, Ndodana nomoya ongcwele ukubhaphathiza lapho kungela ngitsho lombhalo owodwa wakho eBhayibhelini. Ngifuna uBishop omkhulu kumbe omunye umuntu ukuthi angitshengise lapho loba ngubani eBhayibhelini owake wabhaphathizwa ebizweni likaBaba, Ndodana, moya ongcwele. Ngifuna omunye umuntu angitshengise loba ngubani owake wabhaphathizwa ngenye indlela ngaphandle kwebizo likaJesu. Kodwa okaJohane awuzange ubhaphathize, babhaphathizwa bekholwa ukuthi wayesiza. Kodwa babengazi ukuthi wayengubani. Kodwa masinyane nje lapho bekubona lokho, babuya ukubhaphathizwa kakutsha ebizweni likaJesu Kristu. Ngifuna omunye umuntu ngabuza ama-Assemblies of God, abanye abachumayeli, ama-Baptist, Presbyterian, lezinto zonke. Abasozi bakhulume ngakho. Ngifuna ukubona umbhalo. Futhi ke ngingumdlulisi wamalawulo. Aha, khona ke ngiyahlanya, ngiphambene ingqondo, ngiyindoda ehlanyayo ngoba nje ngizama ukulitshela iqiniso. Manje lokho yikuthembeka bazalwane. Nxa umuntu ethengiselwe kuNkulunkulu, uzithengise uphili lombhobho, indlebe yombhobho lomphongolo, usubekwe eceleni, uyisidalo esahlukileyo. Baningi ababizweyo, balutshwana abakhethiweyo. Yebo, abantu abaningi babiziwe. Uyathola ukubizwa enhlizweni yakho. Yebo, ngiyakholwa uNkulunkulu uyangithanda. Ngiyakholwa uyakwenza. Kodwa mfowethu, lokho uza kuba ngolahlekileyo sibili njengabanye babo, ngoba baza kubuya lapho ngalolo suku futhi besithi, Nkosi, ngaxotsha odeveli ebizweni lakho, ngenza konke okunye ebizweni lakho, ngibe le nkonzo zokusilisa, ngithumayele ivangeli, ngixotshe odeveli. Futhi uJesu wathi, suka lapha, angikwazi lokuba kwazi mzenzisi. Ngulo oyenza intando kaBaba wami. Kungani abantu bengakuboni? Manje ngiyazi lokho kuyakhuhla. Futhi angikutsho ukulizwisa ubuhlungu. Angikutsho ukuba ngaleyo ndlela. Kodwa mfowethu, kukhangeleka kimi njengokuthi sisesikhathini sokucina. Futhi uNkulunkulu uyabeka ubuntwana, ebeka esikhundleni, ebandleni, emzimbeni kaKristu owakhe. Manje akuyikuba labaningi kakhulu abafakayo phakathi la. Ngizalitshela lokho kwasekuqaleni. Wena uthi, oh, awu, kuzakuba le nani elinjalo elikhulu. Kodwa ube le minyaka ezinkulungwane eziyisithupha ukuba khupha njalo. Khumbula ukuvuka kuyabuya futhi siyahluthunyelwa phezulu kanye labo abalutshwane babo nje bona. Wena dinga insindiso yakho ngokuphangisa. Zikhangele ndawo zonke futhi ubone okuhambe kubi. Bona nje kuyini uhlupho. Ngiyakwazi lokho kunzima. Kodwa mfowethu, kuliqiniso likaNkulunkulu ukubekwa ubuntwana. Kumele sivuthe sibili ngoNkulunkulu. Kumele sibe sihamba emini ebusuku. Akula lutho olufanele ukusimisa. Futhi kufanele sibe mnandi sibili. Futhi sithokozisa sibili. Futhi silobubele. Futhi sinjengoKristu empilweni zethu. Kuthatha impilo yansuku zonke. UJesu wathi, qaphelani umduze wasensimini ukuthi ukhula njani. Uyatshikatshika lokuphotha. Kukanti ngithi kini, uSolomon kuyo yonke inkazimulo yakhe akahlotshiswanga njengawo. USolomon wayelezambato ezazihlotshiswe ngesilika elikhazimulayo, futhi le misebenzi yenalithi, futhi lezinto. Kodwa lokho akuzange, lokho kwakungayisikho ayekhuluma ngakho. Ukuze umduze ukhule, kumele utshikatshike imini lobusuku. Kuyini okufunela ukuphenduka lapha ekugcineni komzilo omncane? Nxa abalungileyo besindiswa kanzima, siza kube singaphi isono? Lo ngongakholwayo futhi labangelabo uNkulunkulu, umuntu ozwa ilizwi futhi ayale ukuhamba kulo, manje kuyini esiza kwenza? Bona manje lokho, leli libandla lethu. Silezihambi mhlawumbe ezine kumbe ezinhlanu phakathi kwethu. Kodwa leli libandla ngiyalifundisa. Lokho kuya emathepini. Futhi abantu abalalela amathepu, kumbulani, lokho kuya ebandleni lami. Phandle phakathi kwabantu, phandle laphaya, zama ukuba yindoda emnene okweneleyo. Ukubatshela lokho, ungathi uhlale la ongathotoza khona emicabangweni yabo emncane engasilutho ngitho. Kodwa lapho kusiza ekubekeni iqiniso phansi
asilibekeni lona phansi ukubekwa ubuntwana ukubeka esikhundleni bangaphi na ngitshengisa lapho abakhona uNkulunkulu ebizela abantwana bakhe eceleni ngokuzibonakalisa abadingi ukuthi batsho ibizo elilodwa ngakho uyabona kulento enzakeleyo ebeka esikhundleni indodana yakhe emngenisa nje ohlelweni khona kanye ngezinto ezifanayo yena yena uphakathi kwegunya elikhulu ilizwi lakhe nje lilunge njengelengilozi enkulu ngokungcono indodana yabekwa ubuntwana yabekwa endaweni ephakemeyo yabekwa phandle lapho yatshintsha izembatho zayo yatshintsha amabala ayo ubaba waba lomkhosi wathi le yindodana yam kusukela manje kusiya phambili ungumbusi nguye obusayo usephezu kwalo lonke ilifa lami konke lokhu engilakho kungokwakhe kunjalo khona-ke singabuyela kokufanayo ela ela Elohim Elohim bon lapho oziphilela yedwa futhi-ke siphenduke ngoJehova lo owenza ulutho wanika abantu ububusi emhlabeni kuyini esikulindeleyo ukubonakaliswa umhlaba uyabubula asehleli phansi kikho sikufunde kulungile wasimisela ngaphambili sibe ngabantwana kuye ngokwentando yakhe njengalokhu kwaba kuhle kuye ukuze adunyiswe ngomusa wakhe omangalisayo oyini umusa wakhe emuva kungakabi lapho engayisuye ubaba umusa wakhe uthando lwakhe wazenzela umntwana ukuthi singamiselwa ngaphambili kukho ukubekwa ubuntwana kulo udumo lomusa wakhe bona lapho khona usenze semkeleka ngo umuntu othandekayo okunguKristu wasenza samkeleka kanjani ngaye singena kanjani kuye ngomoya munye sibhaphathiziwe sonke kuye lalelani esilobuhlengwa silobuhlengwa nge ayi gazi lakhe ukuthethelelwa kwe-ZONO ungachumayela kanjani ukumiselwa ngaphambili kokugcoba ngaphambili kukaNkulunkulu nokuhlela ngaphandle kube lomhlatshelo wesono kwenye indawo kungani kunjalo usuku ngalunye uyenza iphutha usuku ngalunye uyenza okubi kodwa nxa uzelwe kutsha ndoda kumbe mfazi masinya lapho usenza iphutha uNkulunkulu uyakwazi uyazisola ngakho ngama ebukhoneni bukamongameli uRoosevelt kumbe omunye umuntu futhi uthi ngiphambanisile uNkulunkulu ngithethelele ngalinto ngani futhi kulapho inhlawulo yegazi liyakunanzelela ukuthi I-Z-O-N-O isoni yisoni akenzi izoni kodwa ibandla liyenza izoni liyaphambanisa liyathatha umcabango ongayisiwo umbono ongayisiwo liyaxubanisa izinto liyaxegaxega njengomntwana omncinyane ehamba ezama ukufundela ukuhamba akakabi kwazi ukuthi ahambe kuhle kanjani ngoba ungumfana omncinyane kodwa silesandla esifinyelela phansi nxa siyasibamba futhi sisiqondise futhi sithi yenza leli inyathelo ngale indlela ndodana akasithathi futhi asiwankale ngoba senze iphutha akasitshayeli ukusibulala ngoba sizama ukuhamba uyasithanda njengalokhu sithanda abantwana bethu oqotho ubaba oqotho angeke atshaye umntwana wakhe lapho ezama ukuhamba nxa ewela phansi esibuyeni afinyelele phansi ngesandla esikhulu esilamandla futhi amphakamise athathe izandla zombili ambambe athi le yindlela owenza ngayo ndodana hamba njengalokho yiyo indlela uNkulunkulu enza ngayo ibandla lakhe uyafinyelela phansi futhi amthathe engalweni yakhe amphakamise futhi athi hamba njengalokho ndodana lapha ungakutsho khona njengalokho kukhulume njengalokho manje angilandaba lokho ibandla elikutshoyo lokho okukutshoyo lokho okukutshoyo wena kutsho njengalokho njengalokho lokhu yikho nxa ibizwi lami likuthumayela wena hlala lakho hamba lakho hlala lakho akulandaba ukuthi bonke bathini hlala kanye lakho hamba njengalokho le yiyo indlela oyenza ngayo amanyathelo akho izono zethu inhlawulo yothando yezono zethu kumbe singeke sibe lethuba singagxila kanjani kulawo mazwi
ngokwenotho yomusa wakhe awandise kuyini ukwanda o mina bo lapho awandise khona inqwaba ezinkulu zawo awandise kithi kukho konke ukuhlakanipha lokuqonda ukuqonda yonke inhlakanipho yonke ayandisileyo kithi kanye layo yonke inhlakanipho hathi eyomhlaba inhlakanipho yomhlaba ibungula kuye futhi inhlakanipho kaNkulunkulu ibungula emhlabeni njengemini lobusuku obunye akungeke kuvumelane lokunye kodwa lapho ilanga liqala ukuphuma futhi isikhathi semini sisiza ubusuku buyahlakazeka indawo ngendawo futhi lapho ukukhanya kwevangeli kuqala ukungena zonke izinto zomhlaba ziyaqala nje ukuphela futhi kwenzani khona uyandisa ukukhanya kwelanga phezu kwabantwana bakhe behamba emoyeni bekhokhelwa ngumoya kaNkulunkulu esandisa umusa wakhe ngakho konke ukuqonda lenhlakanipho ukuzwisisa lokukhalipha bokwazi ukubana uhambe njani ungabona ukuthi kubi khona-ke nanzelela lokho okwenzayo ukuthi nxa kukubi nanzelela ukuthi usondela kanjani kukho ukuqonda woba seduzane kakhulu uqiniseke sibili ukuthi uyakwazi ukusondela kukho uhlakaniphe njengenyoka ungelamona njengejuba yikho lokho uJesu akutshoyo o lawa ngamathi aligugu bangani singahlala nje usuku ngosuku awamangalisi na ukuqonda inhlakanipho wandisile kithi wathululela phakathi hatshi ukusipha okugcwala isipuni kodwa wacupha okukhulu ngefotsholo futhi nje waqhubeka ekuphosela njengalokho wandisela ngakithi inhlakanipho kanye lokuqonda komusa wakhe o umusa omangalisayo uzwakala okumnandi kanganani manje awandise kithi kukho ukuhlakanipha konke ukuqonda eyazise kithi imfihlakalo yentando yakhe ngubani akhuluma kuye inhlanganiso zesonto ngiyacela bazalwane bami ningacabangi ukuthi ngehlisela phansi inhlanganiso yesonto yenu kangenzi njalo ngizama ukulitshela ukuthi kwakuyinto engalunganga kwasekuqaleni uJesu wathi hambani liyetshumayela ivangeli sahamba futhi senza inhlanganiso zamasonto yiso isizathu singelakho sihamba ngemva kwenhlakanipho yomuntu aluba uCalvin engavuka ngani ngama kungasikude ethuneni lendoda enkulu umguquli omkhulu futhi ngacabanga wayengumuntu bani omkhulu wayenguye awu kwa angisoze kwakungu John Wesley futhi ngacabanga nxa uJohn Wesley engavuka ethuneni leli lamuhla futhi abone isimo sebandla lakhe angaba lenhloni ngebizo lakhe uJohn Wesley wayeyindoda eloba uNkulunkulu isikhuni esibhebhayo esihluthuniweyo njengalokhu wakubiza uJohn Wesley wayengumuntu ongcwele owayekholwa kuNkulunkulu futhi wahamba inyathelo ngenyathelo emva kwakhe kodwa emva uJohn esefile bathi sizakwenza ibandla kuJohn ngakho sizakuba le bandla futhi sizakulibiza ngokuthi ibandla le-Methodist ngenxa yendlela yakhe yokungcwelisa kusiba ngumsebenzi womusa wesibili khona-ke benza ibandla futhi lamuhla lawo madoda ebandla ayaphika yonke into uJohn Wesley ayeyimela uJohn Wesley wayetshumayela ukusilisa kukaNkulunkulu uJohn Wesley wayekholwa ekubhabhathizweni kukamoya uJohn Wesley wayekholwa kukho konke ukubuyiselwa kwezipho uJohn Wesley uMartin Luther iningi lalawo madoda amakhulu ayekhuluma ngendimi futhi becasisa futhi lamuhla ungakhuluma ngendimi ebandleni le-Methodist kumbe ibandla le-Lutheran bayakukhahlela phandle komnyango luyini uhlupho khona esikhathini lapho okumele sibe sibeka amadodana luyini uhlupho sebe amukele okunye ngoba abayazi imfihlakalo kaNkulunkulu futhi abasoze babeyazi ngeseminari mangilibalele nje enye into ngabe kulungile kulungile asivuleni ilenye into elotshwe phansi lapho asifumaneni ukuthi uPawulu manje lapha nangu umfundisi walumbiwe asiyeni ku-imisebenzi 9:5 okomzuzu nje lalelani ukuthi uPawulu wathola njani lesi sambulo loba yini okwenzakalayo manje ku-imisebenzi 9 siyaqala ukubala njengalokho le yiklasi yesonto skolo ngakho kungani kungani singayibani lingazise lapho sengidlulise isi futhi uSawulo esaphutheka ngokusongela olo umakhala amancane azingweke ololaka oluchisayo umJuda olesihlulo ebulala abafundi benkosi kwakungumpriesta omkhulu futhi wacela incwadi zokuya eDamaseko emasinagogu ukuze kuthi nxa efumana loba ngubani ngizahamba ukuyabakhangela nxa ngingabafumana nje mfana lokho engingakwenza kubo bona nxa ngingenelisa ukubafumana nje kodwa wayemiselwe ngaphambili ukwazi njani leso sidakwa esidala phansi lapho asimiselwanga ngaphambili empilweni ukwazi njani leso sihambi sezidalade esidala ongeke ukhulume laso ukwazi njani ukuthi ukuqawula isandla okuncane futhi lokunxusa ebandleni akusoze kwenze ongcwele kaNkulunkulu kuye ngaphesheya enkazimulweni lapho ukwazi njani ukuthi kasuye yikho lokho esingakwaziyo kodwa lo ngumlandu wethu njengomgoli wenhlanzi waphosela imbule elwandle futhi walidonsela phandle wakhupha amaxoxo inhlanzi impankwa izayobe zamanzi futhi lakho konke kodwa okunye kwakho kwakuyinhlanzi akazange abekwazi waphosela imbule nje yikho lokho esikwenzayo khangelani uPaul ecela incwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni ukuze kuthi nxa efumana abanye kuleyo ndlela loba abesilisa kumbe abesifazana ukuthi ababophe futhi abalethe eJerusalema mfowethu wayelesihluku sibili futhi ekuhambeni kwakhe wasondela eDamaseko futhi kwaphazima amasinyane inxa zonke kuye kwabuya umpriste senyuka umgwaqo uDokotela F.F. Jones futhi wathi kuye ufuna isehlakalo seseminari manje ndodana futhi ngiyakholwa uNkulunkulu engakusebenzisa lokho akungeke kube ngumbhalo okhangeleka kubi ukubala kanjalo manje lokho yiyo ingqondo efana nayo angikutsho lokho ngokusoma lokho thina lokho yiyo ingqondo efana nayo njengalokho esikutholayo kukho lamuhla uyakwazi umama wakho waye ngumfazi olungileyo ngiyakholwa ungenza umtshumayeli omuhle khangela okwenzakalayo futhi lapho ekuhambeni kwayo esisondele eDamaseko futhi kwaphazima amasinyane inxa zonke kuye kugombolezele ukukhanya sokuqalisa okomoya ukukhanya kuvela ezulwini futhi wawela phansi futhi wezwa ilizwi lisithi Sawuli Sawuli kungani ungizingela futhi wathi ungubani Nkosi futhi inkosi yathi kuye nginguJesu omzingelayo futhi kunzima kuwe ukukhahlela izincitsho futhi wathuthumela futhi wamangala futhi wathi Nkosi uthanda ukuthi ngenzeni futhi inkosi yathi kuye phakama futhi ungene edolobheni futhi uzakutshelwa lokho ozakwenza futhi amadoda ahamba laye futhi baqhubeka futhi bathola indoda uAnaniya phansi lapho wabona umbono konke okomoya futhi uSawuli omdala lowo mfo olesihluku lu Ananiya wabona umbono wakhangela endlini yakhe wayengumprofeti esendlini yakhe ekhuleka futhi wabona umbono yena inkosi yakhuluma kuye futhi yathi kulendoda ebuyayo phansi emgwaqweni phesheya lapha engaboniyo njengomalulwane futhi ibizo lakhe nguSawuli ungusawuli wethasusi wathi inkosi ngezwe izinto ezinkulu ungangithumi ngiyindoda encane ungangithumi ukuya kuye wathi kodwa khangela usendleleni yakhe esiza ngimtshengise umbono ngizibonakalise kuye ensikeni yombili ngimthayile nje waba impuputhe esibili futhi ngenza okokumphumputhekisa futhi ngimdabule ngingakenzi lutho ngaye bona ngenze ukudabula lonke ulwazi lwakhe lwezinkulu uyazi wayengumfo omkhulu kwamanye amabandla phezulu le wayelenhlobo yonke yamadegree wayengadingi ukulungisisa loba yini kodwa wathi lokho engakwenzayo kwaba yikukhupha konke kuye lokho kwakuyiyo into kwakungayisikho ukuthi ngenisa okuningi phakathi kwakhe kodwa kukhuphe kuye ngicabanga ukuthi yiyo indaba ngabaningi babafundisi bethu lamuhla kupha kuwe lapho uNkulunkulu angafaka phakathi kwabo umoya ongcwele kukhuphe lapho wathi futhi wathi inkosi kodwa le indoda embi wathi kodwa khangela uyakhuleka. Manje uzahamba wehle ngesitelada esithile futhi uzafika emthonjeni. Uzadlula umthombo lo wesenxele futhi wehle phansi. Kuza kuba lendlu emhlophe. Hamba futhi uqoqode emnyango. Ulele phakathi lapho eholi. Yikho lapho abamfikise khona. Beka izandla zakho phezu kwakhe. Umhambise emfuleni weDamaseko futhi umbhabhathize ebizweni likaJesu. Ngoba ngiyakutshela lokho engizakwenza. Uzamele ukuhlupheka izinto eziningi ngenxa yami ngokuba uyisithunywa sami kwabezizwe. Amen. Awu manje mani umzuzu Nkosi. Manje yisiphi isikolo engingamcebisa? Ngiza kutshela lokho esingakwenza. Asibaleni kwabaseGalatiya futhi sifumane esilandelayo nje esilandelayo isahluko khona emuva. Masifumanene abaseGalatiya 1 futhi siqale kundima 10 futhi sifumane ukuthi yisiphi isikole uPaul ahamba kiso, yiphi iseminari futhi izandla zikabani ezabekwa kuye futhi konke lokho okwathatha indawo. AbaseGalatiya isahluko 1 ukulondoloza isikhathi asiqalise ngokuphenduka kwakhe indima 10. Ngambe ngiyazincengela ebantwini kaThes, kumbe kuNkulunkulu, kumbe ngidinga ukuthokozisa abantu nami. Ngoba uba ngidinga laka lokho ukuthokozisa abantu, ngingebe hiyo inceku kaKristu. Oh mina bo, makuthi nje ngitsho enye into ngaphambi kwalokhu lapho. Galatia 1, thola isahluko 8. Bangaka abakwaziyo ukuthi uPaul wayenguye owenza abantu ukuba babhabhathizwe njalo futhi ebizweni likaJesu. Imisebenzi 19, sibili, kwakwenza. Asithatheni okuncane phezulu lapho. AS8, indima 8. Loba thina, kumbe ingilosi evela ezulwini, elichumayeza ivangeli eliphambene lalelo esalichumayeza lona. Ngabe ngokuqalekisiweyo. Kungaphi lapho owathola khona ivangeli leli Paul? Indima 9. Njengoba sengitshile, ngiyaphinda futhi. Uba umuntu elichumayeza ivangeli eliphambene lalelo elalizwayo, elalamukelayo, makabe ngokuqalekisiweyo. Nxa eyingelosi enkulu, nxa engumbhishophu, nxa engumboniso omkhulu, nxa engudokotela, usipani babo, loba ngubani onguye, nxa engachumayeli ubhabhathizo lwamanzi ebizweni likaJesu Kristu, ubhabhathizo lukamoya ongcwele, engachumayeli ukubuyiselwa kwezipho, ukubuya kukaKristu, zonke lezi izinto makabe ngoqalekisiweyo. Nxa ezama ukuthatha loba yiliphi laleli lizwi lapha futhi ethi lalinge lunye usuku futhi alibeke komunye umcabango omutsha ongasizi lutho esiwufundileyo kwenye iseminari, makabe ngoqalekisiweyo. Asiqhubekeni sibala, sibona ukuthi uPaul wakuthola njani, bona njani lokho engizama ukukutsho kini lamuhla ekuseni. Ngambe ngiyazincengela ebantwini, kumbe kuNkulunkulu, kumbe ngidinga ukuthokozisa abantu na? Uba ngisathokozisa abantu, khona-ke ngingebe inceku kaKristu. Ngingakhangelela njani ulutho? Kungaba kanjani umuntu othanda uNkulunkulu nomchumayeli ikakhulu akhangelele ukwenza olunye ulutho kodwa azondwe ngabantu? Abantu baza kuzonda. Awu, bathi uJesu wathi, nxa bengibiza mina inkosi yendlu, ngiyinkosi omkhulu kulani lonke. Yimi lo ongenza izimangaliso eziningi lokwenza okuningi ngomoya ongcwele kulani lonke, ngoba ngilokugcwala konke kimi. Futhi nxa mina bengibize Belizebhabhu, pho kanganani abaza kulibiza khona? Kodwa wathi, lingacabangi lokho eliza kukhuluma, ngoba kuzabe kungayisini elikhulumayo. Kuza kube kungubaba lo ohlala kini esenza ekhuluma ngaleso sikhathi. Hlalani nje kanye lelizwi. Futhi yena lapho eseqedile ukubhala ibhuku wathi, loba nguphi umuntu ozasusa ilizwi elilodwa kuleli bhuku kumbe engezelele elilodwa kulo ofanayo uza kususwa ebhukwini lokuphila ngaye. UNkulunkulu asisize ukuhlala kanye lalo. Manje indima elandelayo, mangibale ngokuphangisa manje. Kodwa ngiyaqinisa lokho, yikulikhambisa ekwahlulelweni. Ngiyaliqinisa kini bazalwane ukuthi ivangeli elathunyayelwa yimi kayisilo elivela ebantwini. Manje angiso Methodist, Baptist, Presbyterian, kumbe Pentecostal. Lalingaveli emuntwini futhi. Ngangilamukelanga emuntwini futhi kangilifundiswanga. Angizange ngilamukele emuntwini. Akula seminari, akula dokotela,
Agula bunkulungu, agula skolo semfundo. Angizange ngilamukele ngaleyo ndlela. Angizange ngilifundise ngaleyo ndlela. Angizange ngilifumanise ngaleyo ndlela. Alizanga kimi ngaleyo ndlela. Leza njani ke Paul? Ukulifundiswa kodwa ngesambulo sika Jesu Kristu. Lapho uKristu ezambula kimi ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu. Lapho leyo nsika yomlilo isehla phezu kwami. Lolo suku ngathi, ungubani wena Nkosi? Wathi nginguJesu. Manje ngiza kulitshengisa lokho okwenzakala kuye. Manje khona manje nxa umfo ele sehlakala, bazafuna ukumupha iminyaka elithumi ukufunda isiGriki, futhi leminye iminyaka elithumi ukufunda enye into, futhi ngaleso sikhathi akasekho. Khangela, angilamukelanga emuntwini, angilifundiswanga kodwa ngokwambulelwa nguJesu Kristu, ngoba selizwile ngokuhamba kwami ezikhathini ezidlulileyo enkolweni yesiJuda. Ngangingudokotela omkhulu mfana, ngangilakho. Wayefundiswe phansi kukaGamaliyeli, umfundisi omkhulu ababelaye elizweni. Bangakabakwaziyo ukuthi uGamaliyeli wayengomunye wabakhulu abafundisi abakhulu. Yayibona umzana, inkolo yami yesiJuda mfana, ngangilayo phansi. Ngangikwazi konke ukuthi ngikhulume kanjani isivumo nkolo sabapostoli, futhi lezinto zonke lezo. Liyabona, ngangikwazi ukutsho yonke imikhuleko yekuseni lokubusisa abantu bona. Ukuthi ke kungelasilinganiso, ngalizingela kakhulu ibandla likaNkulunkulu, ngalicitha ukuthi ngazama njani ukumisa lelo qembu labagiqiki abangcwele. Bona futhi ebuJudeni ngabadlula. Ngangingumuntu omkhulu mfana, mina sibili ngabadlula. Ngabatshengisa ukuthi ngingabaphahlazela phansi ngoba ngabulala aboStefani futhi lezinye izinto eziningi kakhulu engazenzayo. Bona ukuthi ngakwenza njani ukuthi kungelasilinganiso wazingela. Futhi ebuJudeni ngabedlula abaningi abayintanga yami kwabakithi. Ngichisekele kakhulu amasiko abokhokho babo. Manje khumbula, hathi ilizwi likaNkulunkulu, amasiko abokhokho, amasiko ebandla. Ngamanye amanga, ngiyacabanga ngangingumethodist opheleleyo, ngangingumbaptist opheleleyo, ngangingumpentecost opheleleyo. Oh yikho, ngifuna ukuba nguNkulunkulu opheleleyo. Yebo, lokhu yikho. Bona, kulungile, amasiko abokhokho bami. Kodwa lapho kuthokozisa uNkulunkulu, oh Paulu, nanku kusiza. Owangahlukanisela esiswini sikamama wami, owangiletha emhlabeni lo, futhi wangibiza ngumsa wakhe ukuba ayambule indodana yakhe kimi. Kunjani lokho? Umoya ongcwele kimi wathokozisa uNkulunkulu ukungithatha, lo owehlukanisa kusukela esiswini sami, futhi wangipha indodana okungumoya ongcwele esimeni sikamoya kimi ukuze mbula kimi. Oh, mina bo, ngiyakholwa. Ngifuna ukumemeza kancinyane nje. Khangela, mangikutshele mfowethu, lapho kwathokozisa uNkulunkulu. Oh, haleluya! Lapho kwathokozisa uNkulunkulu, ubaba odakwayo, umama, uNkulunkulu akubusise mama. Angikhulumi lutho olumelana lawe, kodwa umama owayengazi lutho ngoNkulunkulu ukwedlula umvundla usazi ngezicathulo zeqa, futhi lo baba owayelele edakiwe esitaladeni, futhi ngingelangitsho izicathulo zokuhambisa esikole, futhi lenwele ezinde phansi entanyeni yami, futhi umuntu wonke wangizonda ngoba ngangingumKentucky phezulu lapha eIndiana. Futhi njani? Oh, kwakuyinto ekhangeleka inuka nje, kodwa kwathokozisa uNkulunkulu. Amen. Kwathokozisa uNkulunkulu lo owangehlukanisa esiswini sikamama wami ukuthi engambula indodana yakhe kimi ngokwenza umtshumayeli welizwi ozakuhlala ngokuqondileyo lalo, owayeza kutshengisa imiboni, lezibonakaliso, lezimangaliso, lezimanga. Futhi oh, mina bo, lokhu ayekhuluma ngakho kwathokozisa uNkulunkulu ukukwenza lokho. Njani? Lalelisani, thathani indima 16 manje. Ukwembula indodana yakhe kimi ukuthi ngimtshumayele phakathi kwabezizwe, khonapho angibuzanga ibandla, Angizange ngiye kuloba ngubishop uphi futhi ngambuza lokho engifanele ngikwenze. Angizange ngiye kuloba yipi inyama legazi loba iphi inhlanganiso kumbe enye into. Angizange ngibe lokukwenza lapho. Angizange ngibuze inyama legazi futhi angizange ngiye phezulu eJerusalem kubo bonke abaprisita abangcwele abakhulu labo baba abangcwele labo bonke labo futhi ngathi manje liyazi ngilemboni ngenzeni ngakho ngibone inkosi uJesu obusisiweyo embonweni babezabe bethe suka la wena kuyini wena mgiqiko ongcwele awu kwenza kaleni kuwe hathi ngangilama degree abo wonke okokuqala Ngani futhi uPaulo wathi ngapha ngingalitshengisa embhalweni ukuthi wathi kwakufanele akhohle izinto zonke ake wazifunda futhi azibale njengokungasilutho ukuze abe bamazi uKristu futhi angenyukelanga eJerusalem kulabo ababengabapostoli phambi kwami kodwa ngaya e-Arabia futhi ngaphinda ngabuyela njalo eDamaseko futhi emva kweminyaka emithathu ngaya phezulu eJerusalem ukuyabona uPetro futhi ngahlala laye insuku ezilishumi lanhlanu futhi lapho sibala siqhubeka siyafumana ukuthi yena lompostoli uPetro babengakaze babonane empilweni babengakaze bazane babengakaze babonane kodwa lapho besiza ndawonye babechumayela ivangeli elifanayo uNkulunkulu ulesikole bona yebo Nangu lapha uPetro wema ngosuku lwePentecost wathi pendukani ilo lalo wenu libhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu liza kwamukela isipho sikamoya ongcwele uFilipo wathi lokho kuyinkazimulo enganani kufanele ngenze enye into lami phansi ngilobizwa phansi eSamaria wehla phansi lapho futhi waqala ukufakaza esitaladeni Into yokuqala umuntu ogulayo weza wabeka izandla phezu kwakhe futhi waqala ukweqa lokugiya wathi duma kuNkulunkulu nanku silapha waqala ukuba lomhlangano omkhulu wathi lonke lifuna umoya ongcwele wathi lokho okufanele likwenze kufanele liphaphathizwe ebizweni likaJesu ngakho wabathatha bonke phandle lapho wababhaphathiza bonke ebizweni likaJesu wathi woza Petro beka izandla zakho phezu kwabo kaJesu futhi bathola umoya ongcwele uPetro phezulu endlini kaCornelius ngendlela efanayo uPaul wayengakazi ambone kumbe wezwa ulutho ngaye kodwa wedlula ezweni elingasenhla kweEfeso futhi wathola abafundi abathile wathola umtshumayeli weBaptist wayenguye uApollos iqetha elaphendukayo elikhaliphileyo elihlakaniphileyo ithatha iTestament elidala futhi etshengisa ngalo ukuthi uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu yebo nomzana wayeyindoda ekhaliphileyo futhi bamemeza babe siba lentokozo iBhayibheli lacho njalo bala isahluko 18 no 19 seimisebenzi futhi ubone uba lokho kungekho njalo babe siba lentokozo babe dansa emoyeni futhi begijima ndawozonke liyazi uPaulo wathi kodwa selamkela umoya ongcwele selokhu lakholwayo futhi kini lina bazalwane beBaptist elizama ukushohlela lokho phansi empinjeni yabantu futhi lathi isiGriki sekuqaleni sathi lamkela umoya ongcwele selokhu kumbe lapho likhona ngiyaligolomba ukuthi lingilethele isiGriki ngilesiGriki sekuqaleni ezandleni zami njalo ngile Aramaic lesiHebheru njalo linye lalinye lawo athi selamkela umoya ongcwele selokho lakholwayo ngokholo lisindisiwe lolo lukholo lwakho kuNkulunkulu igazi likugcina uhlanzekile esonweni ngoba lenza umhlatshelo igazi alikusindisi igazi likugcina uhlanzekile utsho kanjani ukuthi usindisiwe ngokholo usindisiwe futhi lokho ngokwazi ngaphambili kuNkulunkulu ekubiza usindisiwe futhi igazi lenza inhlawulo likugcina izikhathi zonke uhlanzekile futhi ke ngomoya munye uyabhaphathizwa kumoya ongcwele ebudlelwaneni bamakholwa futhi lasebudlelwaneni bukamoya ongcwele ukukhokhelwa ngumoya usenza izibonakaliso izimangaliso manini sisiza silindele enye into kancinyane nje siyakuthola Ngithemba siyakuthola kungenani ngilitshelile ukuthi lingibize kulesi sikhathi bekungasikho na kwenzakele nje ngikhangele kukho nje ilizwi kumbe amanye amabili nje ngelinye elincane elenge leyo njalo ihlala isikhathi eside okunganani insindiso le isikhathi esinganani uhlobo bani lo sindiso oluyili kusukela ebandleni usiya ebandleni kusukela asivuleni kuma Hebrew 9:11 okomzuzu nje ukukhangela nje ukubona kuze kube nini okwemizuzu nje emlutshwane vulani ebhukwini lama Hebrew futhi asifumaneni ukuthi kuze kube nini lolu usindiso lukhona bona ukuthi luhlobo bani lo sindiso oluyilo asibaleni manje ama Hebrew 9:11 kodwa uKristu esiba ngumKristu omkhulu wezinto ezinhle ezizayo ngetabernacle elikhulu leli pheleleyo elingenziwanga ngezandla lokho yikuthi manje lo ngumfundisi ofanayo uPaulu bona hathi okwesakhiwo lesi isakhiwo futhi ngegazi lembuzi kumbe elamathole kodwa ngegazi lakhe usengene phakathi kanye kangaki kanye endaweni engcwele ezuzile usindiso okweviki insindiso kusiya kumvuselelo elandelayo luhlobo bani esizuzele ukuhlengwa okulaphakade.
What's the word eternal mean?
Kuyini ibala laphakade elikuthola? KuKristu emva kokuba sengikholiwe. Akula muntu ongabiza uJesu Kristu kuphela ngomoya ongcwele. Ngakho ke kulenhlobo zabantu ezintathu abangakholwayo, abazenza amakholo labakholwayo. Kodwa bona labo abakholwe ekuphileni okulaphakade bangene emagumeni. Thatha itabernacle elidala yini into yokuqala abayenzayo bangena emagumeni abezizwe okulandelayo kwakulilathi lethusi lapho abagezisa khona umhlatshelo emncengezini wegolide okulandelayo kwakuyikubulawa komhlatshelo nokufafazwa kwegazi phezu kwelathi khona-ke kanye ngomnyaka u-Aaron ecotshiwe ngani ngamakha eluba laseSharon ngamafutha aligugu lawo ayelamakha phakathi kwawo bawathululela ekhanda lakhe kwehla phansi emphethweni weziketi zakhe khangela ukuthi lindoda yayimele ingene njani ngemuva kwalawo makhetheni kanye ngomnyaka ethwele phambi kwakhe igazi lesihlalo somusa futhi wathatha intonga yakhe komunye umnyaka futhi wayikhohlwa lapho bebuyela ukuyayithatha yayisihle yahluma futhi yaba namaluba ukhulu oludala ayeluthwele mhlawumbe okweminyaka engamashumi amane enkangala lwahlala lapho kuleyo ndawo engcwele khangela lapho bona bethatha igazi lesivumelwano igazi wayegcotshiwe futhi wayelezambatho ezazi lamabhera amancinyane akhencezayo kuzo iphumagereti lebhera futhi loo ndoda kwakufanele ahambe ngendlela ethize ukuthi sonke isikhathi lapho ehambisa unyawo lwakhe futhi ahambe njengalokho futhi esenza inyathelo lakhe ayedlala ngcwele 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 enkosini ngcwele 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 enkosini ngcwele 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 enkosini mina bo kuyini engikhuluma ngakho kuzweni Branham Tabernacle libe lethuba le lapho umuntu ecotshiwe ngomoya ongcwele ukubekwa ubuntwana emulini kaNkulunkulu ukubekwa esikhundleni ngubaba futhi abekwe enkonzweni phandle lapha enjongweni yakhe yempilo kumbe lokho uNkulunkulu ambizele khona ukuhamba kwakhe kufanele kube ngcwele 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 enkosini ngcwele 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 kumele uphendukele eceleni kulokho futhi ube ngcwele 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 enkosini kumele ukholwe konke lokho umdala akuthileyo lokho kodwa ngcwele 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 enkosini makuthi ilizwi lakhe libe ngelokuqala malibe yinto yonke ekhona lijone lihlale enhliziyweni yakho uhambo lwakho kumele lube selizwini ngcwele 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 enkosini nxa nje ungeza ngapha ngiza kutshela lokho esikwenzayo sizahlela sikufake enhlanganisweni yethu uzakuba yindoda enkulu ngcwele 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 enkosini ngcwele 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 enkosini uqhubeka usiya akwenzi mehluko ukuthi omunye umuntu uthini phendukisa amathepu lawo yenza lokho yenza lokho yenza lokho yenza lokho okungi ngcwele 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 enkosini amehlo akho alubhekise eCalvary futhi akula lutho oluza kumisa uhamba uqobo lwempilo yakho uhamba usehla umgwaqo wenkosi ucothwe ngamafutha aligugu ukugcoba ungena endaweni engcwele ngcwele amen kulungile uPaul wathi akazange akuthole lokhu emuntwini manje kuyini lokhu akujula sibuyela kwabaseGalatiya isifundo sethu esazisile imfihlakalo yentando yakhe iyini intando yakhe esazise imfihlakalo yentando yakhe lina elibhala phansi indima 9 manje sengizaphangisa masinyane futhi ngiphumise lokhu ngoba isikhathi sesiphela o lonke ilizwi li o ilizwi ngalinye lililitshe eliligugu ungalithatha nje futhi nje uqubeke ulipholitsha ungagebha ungathatha elinye lalawo mazwi phandle lapho ukuhambise kuGenesis futhi ukupholitshe ukuhambise kuExodus futhi ukupholitshe njalo ungakuhambisa kuLevi futhi ukupholitshe njalo futhi ngesikhathi ufika kusambulo konke kunguJesu amen ungakupholitsha nje ngokufuna kwakho kuza kuba nguJesu lapho ufika kusambulo ngoba wathi nginguye lo owayekhona lo okhona lo zakuza ngiyimpande lenhlumela likaDavida inkanyezi yobusa ngingu-Alpha u-Omega lo ngu-A lo Z enhlamvini zamabala esiGriki ngisukela ku-A ngisiya ku-Z nginguye ngikonke kukho konke kunjalo nginguye lo owayephila futhi wayefile futhi uyaphila kuze kube nini lanini ngilezi hluthulelo zokufa lezi sihogo oh mina bo lonke ilitshe eliligugu olidobhayo phezulu lapha futhi uqale ukulipholitsha lizapholitsheka khona kuJesu manje nje phambidlana kancane futhi ke siza kuma yebo kuyini esikulindeleyo khona ke kuyini wena lapha emhlanganweni okulandileyo kuyini injongo yakho kuyini lokho umhlaba okububulela kuyini lokho ibhomba le-atom elegu lengeleyo phetsheya kuyini ama molecule ama atom futhi oh kumayelana ngani konke vula kwabase Roma 8 okomzuzu nje kulindeleni kuyini konke lokho okukulindeleni isikhathi bani na abase Roma isahluko 8 futhi asiqaleni futhi sibali mayelana nge oh ngingathi isifi camu nembili asiqaleni lapha phose esifica munwe munye indima 19 futhi nje sibale lapha ukwenza ukukwenza kube mnandi sibili kunjalo ngiyakwazi lapho oya khona lapho kulungile abase Roma isahluko 8 ngiyakholwa ngiqondile manje yebo numzana isahluko 8 futhi asiqaliseni lapha kundima 18 asiqaliseni nje kundima 14 Ngoba bonke abaholwa ngumoya kaNkuluNkulu bangamadodana kaNkuluNkulu kunjalo ngoba ngalemkelanga umoya wobuqili njalo ukwesaba oh ngiyamangala nxa ngingakubamba oh nxa ngingakubamba manje ngingabamba ilutho akusikho ukuba ngangibamba kuyikuba wayebambile ngiphakathi kwakhe manje boni aw wena uthi aw nxa ngiphakathi kwakhe manje lina ma-presbyterian lithi sihlezi sikukholwa lokho kodwa impilo yakho iyakutshengisa ukuthi awusikho ngaphandle uhambe uhlobo lwempilo aluhambayo ukholwe ivangeli elifanayo alichumayelayo uthi ama-baptist athi sibili ngiyakholwa ekulondolezweni okulaphakade futhi uhambe phandle lapha futhi ubheme izigazi futhi ugijime emdansweni futhi abafazi bequma inwele zabo bapende ubuso babo futhi benze njengengingakwaziyo ukuthi kuyini izithelo zakho ziyatshengisa ukuthi awukukholwa lapho ngisithi liyakholwa ekusilisweni ngoNkulunkulu udokotela Jones wathi kwakunjalo lokhu kwakusezinsukwini zangemuva manje wena mzenzisi kuyini uhlupho ngawe wena mntwana ohawulayo okhohlisiweyo ukhatshana kakhulu levangeli kuze kube lusizi ungeniswe kwenye indlela komunye umgwaqo olodaka kwenye indawo yokuchisela izibi. Kaliboni lapha lokhu akuthuli ukuthi umoya wonke lo ovumayo ukuthi uJesu akezanga enyameni khona manje ungowumoya omubi. IBhayibheli lathi uJesu Kristu ungofana izulu lamuhla lanini nini. Lokhu akuthuyo leso sikhathi uyikho manje uhlezi enjalo izikhathi zonke. Lalelani nje. Ngoba kalizange lamukele umoya wobuqili njalo ukwesaba, kodwa lamukele umoya wo manje emva kokuba selibekwe ubuntwana. Kulungile, emva kokuba usubekwe ubuntwana uyabekwa khona ke ukusuzwisisa emva komkhosi usichiwo futhi wabekwa emzimbeni ngokuqondileyo. Uyindodana sibili, indodakazi lapho uzelwe kakutsha uyilokho. Lokho ikuzalwa kwakho, kodwa kathesi ubekwe esikhundleni. Asizange samukele umoya wokwesaba, kodwa semukele umoya wokubekwa ubuntwana, lapho simemeza Abba Baba, okutsho uNkulunkulu wami. Kulungile, umoya ngokwawo uyafakaza kanye lomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Kukwenza njani? Uthi duma kuNkulunkulu, haleluya, akungikhathazi, ngingumntwana kaNkulunkulu. Futhi uphume phandle futhi wenze izinto ozenzayo. Umoya kaNkulunkulu uza kwenza imisebenzi kaNkulunkulu. UJesu wathi, lo okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo uza kuyenza laye. Bona. Nxa lesi isivini simila futhi sithela isixa samaglebisi, futhi esilandelayo simila sithela isixa samathanga, kulenye into engalunganga. Bona, kulibandla elingaphelelanga, livini elingaphelelanga, ngumuntu oxunyelweyo. Nxa umuntu lenhlanganiso yesonto ongowenhlanganiso yesonto futhi bazibize umKristu futhi engelamoya ongcwele futhi elamandla kaNkulunkulu lazo zonke izinto lezi. Manje nxa uhamba phandle lapha futhi wenze njengexuku lalaba ababedakiwe ngenxa yokuba wakhuluma ngezindimi. Ngabona udeveli bekhuluma ngendimi, yebo nomzana. Ngababona bedansa emoyeni futhi bememeza lokubhubhudla emlonyeni layo yonke into lakho konke lokho. Ngakubona lokho, angikhulumi ngalokho, ngikhuluma ngomoya kaNkulunkulu. Umoya ngokwawo uyafakaza kanye lomoya wethu ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. Futhi nxa khona-ke abantwana, indlalifa zikaNkulunkulu, indlalifa kanye loKristu, uba kunjalo ukuthi sihlupheke laye ukuthi singa njalo sikhazimuliswe ndawonye. Ngoba ngithi inhlupheko, lalelani kulokho nje, nxa lokho kungekho kuhle. Ngoba ngithi inhlupheko zalesi sikhathi samanje azila kulinganiswa kanye nenkazimulo ezakwambulwa phakathi kwethu. Ngoba ukulangatha okukhulu kwesidalwa kuyatshengisa lapho. Ngathola elincinyane, ngathola ibala elincinyane lapho okufundayo okuncinyane emphethweni indalo, kunjalo ngesiGreek ukulangalela kokudaliweyo kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Kuyini konke lokho okukulindeleyo? Kuyini indalo yonke ekulindeleyo? Ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu kulindele ibandla ukubuya esikhundleni sakhe. Ngubani owayeyindodana kaNkulunkulu lapho u-Adamu? Wawungaphi umbuso wakhe umhlaba? Yena wayelokubusa phezu komhlaba, kunjalo na? Wayengayisuye u-Ela Elohim ngaleso sikhathi, wayenguJehova. Bona, lokho yikuthi nginguNkulunkulu futhi ngenze abancane abangaphansi kwami futhi ngibanike umbuso. Futhi embusweni wabo, umbuso ongaphansi kwabo ngumhlaba. Umuntu wayebusa phezu komhlaba futhi indalo yonke ilindele amadodana kaNkulunkulu ukuthi abonakaliswe. Sikhangele ukubuya kwalolo suku oluthokozisayo lwemileniyamu, lapho inkosi yethu ebusekileyo izabuya ihlithe umlobokazi wayo olindeleyo. Umhlaba uyabubula ukhalela lolo suku lokukhululwa okumnandi, lapho umsindisi wethu ezaphenduka emhlabeni njalo. Kunjalo na ukulindela uNkulunkulu ezama ukubeka ibandla lakhe esikhundleni ukuzibonakalisa ethola oyedwa angasebenza kuye njengalokhu ukuthi nanko umoya wami ugeleza ukhululekile nanko khona lokhu ukuthi ngingasebenza lapha thatha omunye lapha futhi umbeke ngingambeka ukubeka ubuntwana ukubeka ukubonakalisa umkhuphe phandle lapha futhi ubeke umkhosi ngaye umvakatshele ngengilosi umtshele enye into manje nxa ekhulume iqiniso manje nxa esenze nje enye into akusoze kusebenze hatshi hatshi lokho lokho akusoze kusebenze sibe lokuningi kwalokho kodwa ngitsho ukubonakalisa kwamadodana kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu ezibonakalisa futhi emthumela phandle futhi ke uyahamba futhi lokho akuthoyo liqiniso lokho akwenzayo kuliqiniso lokho akwenzayo uyabonakalisa uKristu umahlulela njalo ngendlela ahlala ngayo lelizwe khona kanye lelizwe bona yiyo indlela owazi ngayo abantu bonke kungendlela abahlala ngayo lelizwe nxa bengakhulumi ngokwelizwi akulampilo kibo litsho iBhayibheli bona bajiye manje asibaleni khona-ke sizamele sime ngoba isikhathi sethu siyabaleka kulungile kundima 10 kumbe kundima 9 ngizama ukutsho eyazisile kithi imfihlakalo yentando yakhe ukusibeka ubuntwana ngokwecebo lentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela kuyo wazimisela ngokwakhe ngaphambi kokusekelwa komhlaba bangaki abakuzwisisayo bona ukuthi nxa isikhathi sesiphelele oh mina bo nanku kusiza njalo masiku edlule bona nxa isikhathi sesiphelele liyakholwa yikuphelela kwezikhathi iBhayibheli atsho njalo ekupheleleni kokugcwala kwesikhathi kuyini ukugcwala kwesikhathi bekule sikhathi awu kwakulokuphelela kwesikhathi somthetho kaMose kwakulokuphelela kwesikhathi sikaJohane umbhaptizi kwakulokuphelela kwesikhathi sikaKristu kwakulokuphelela kwesikhathi senhlanganiso yebandla kwakulokuphelela kwesikhathi sokuthululwa kukamoya ongcwele manje kathesi ukuphelela kwesikhathi sokubekwa ubuntwana lokho umhlaba okulindeleyo ububula futhi lapho ukugcwala kwesikhathi kusiza lapho ukuphelela kwesikhathi sokugcwala kwesikhathi kuyini ukugcwala kwesikhathi lokho lapho abafileyo bevuka lapho imikhuhlane iphela lapho umhlaba wonke uphela ukububula ukugcwala kokuphelela kwesikhathi khangela lokho lapho ukuphelela kokugcwala kwesikhathi ahlanganisele ndawonye izinto zonke kuKristu alithokozi na uzakwenza njani ukuhlanganisela ndawonye izinto zonke kubani ungena njani kuKristu ngomoya munye sibhaphathiziwe sonke umzimba munye
futhi umzimba lo ngumzimba kabani uvele sowahlulelwe wathatha ukwahlulelwa kwethu khona-ke kuyini esiyikho lapho ngibona igazi ngiza kuledlula isikhathi sonke ekhangela emzimbeni nanku uhlezi lapho wopha igazi ngiphakathi lapho kanjani umoya ongcwele uyeqa edlule oh mina bo futhi lapho ukugcwala kokuphelela kwesikhathi ukuthi ahlanganisele ndawonye izinto zonke kuKristu konke okusezulwini manje nxa ufuna ukukhuluma ngebizo sizaqala kukho nje khona kathesi okwesikhatshana imuli yonke ezulwini ibizwa ngokuthini yonke imuli emhlabeni ibizwa ngokuthini
kulabafazi abahle phakathi lapha abahle abanothileyo ininakazi eliyiqotho amaninakazi kulo yedwa unkosikazi Branham unkosikazi William Branham ungumkami uhamba ngekhaya lami bona abanye benu ngihamba le ndoda yenu
kule bandla elilodwa eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo lithwala ibizo lakhe ligcwele ngomoya wakhe kunjalo angitsho ukuthi angilahli imisebenzi emihle angilahli izibhedlela zabo futhi lezinto ezinhle abazenzayo ngicabanga lokho kuyamangalisa futhi izibusiso zikaNkulunkulu kwabadubekayo abantu abahluphekayo angilahli zonke lezi ezinye izinto abazenzayo kulungile lokho kuhle nje futhi le nhlanganiso zabo ezinkulu lezigidi zamadola kungaba ngcono ngibone lokho kulamabhawa ekhoneni lobanini ngempela ngiyabahlonipha njengabathumayeli abama
kuphuphithi kodwa lapho kusiza ekubuthaneni ndawonye ekugcineni kokuphelela kwesikhathi kuza kube kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu kulokho kuphelela kwesikhathi ukuze ahlanganise konke ndawonye konke lokho okwalethwa kuKristu.
Kuyini uKristu? Bangali, singena njani kuyo? AbaseKorinte bakuqala 12, ngomoya munye sibhaphathizwe sonke emzimbeni munye okungumzimba kaKristu futhi senziwe abahlanganyeli baso sonke isipho layo yonke into enhle alayo kunjalo na. Futhi umhlaba wonke uyabubula ukhala ulindele ukubonakaliswa ukuthi lapho uKristu lebandla lakhe baza kuhlangana ndawonye. Ukuthi ekupheleleni kokugcwala kwesikhathi hlanganisela ndawonye kukho konke kuKristu bonke abasezulwini lasemhlabeni futhi nakuye emhlabeni nakuye kuye esazuza ilifa. Oh mfo wethu Neville, ungixolele ngokuthatha lesi isikhathi ngiibala lelo ilifa. Oh kufanele kukwenze. Oh ngiyakwazi kungumfo wethu oyisihlobo. Ngithemba angihlanye nginje angicabangi ukuthi nginjalo kodwa oh mina bo ini ilifa.
We have obtained an inheritance.
Sizuze ilifa. Omunye umuntu kumele akuchiyele enye into. UNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba wakuchiyela enye into. Ibizo elilotshwe ebhukwini. Lapho uba iwundlu lihlatshwa uzakubalwa kanye lalo. Oh asikugcineleni lokho kulobo busuku. Asibaleni nje kancinyane. Mina bo siza kufika njani endimeni yes 3 lobo busuku kumbe isahluko 3 asikabambi ngitsho lezine kumbe ezinhlanu indima phakathi kwalokhu manje sesilungiselela ukuvala loba kunjalo ngizamele nje ngikubale futhi ngiyekele kwedlule. Kuye njalo esabelwa ilifa sisa ini silizuza njani leli lapha ilifa salizuza njani ngoba sahamba kuhle silizuza njani leli lifa ngoba sasimiselwe ngaphambili. Amen.
Bafowethu baka Aminias, ngiyakwazi lokhu kulukhulu angihlosanga ukulizwisa ubuhlungu kodwa kungenza kuhle ukwazi ukuthi kulili likutholile. Likutholile mfowethu kulungile. Alikuboni khona nje, likuthole nje khona ngokufanayo. Boni, lilungile boni, lilungile boni. Kodwa oh kodwa kuhle kakhulu ubukhangela kikho. Yebo. Njengalokho umfowethu Neville akuchoyo ngendawo ophahleni lwezitolo ephezulu izolo. Thatha ilele futhi ubhodebhode inxa zonke futhi ubone lokho olakho. Yebo mnumzana. Yikho lokho oku njengakho umoya ongcwele kaNkuluNkulu ulilele lethu ukusitshela lokho esilakho. Bona bona ilifa. Oh mina bo zibe luhlobo bani lwelifa esamiselwa lona ngaphambili ngokwecebo lakhe osebenzayo ezintweni zonke ngokwentando yakhe lapho esase engakabi ngupapa engakabi nguNkulunkulu engakabi ngumsindisi engakabi ngumsilisi ngaphambi kwakhe konke lokho wamisela ngaphambili wafaka ibizo lewundlu ebhukwini wakhangela phansi ngolwazi lwakhe lwangaphambili futhi wabona ibizo lakho walifaka phakathi lapho lalo kuyini futhi emva kwesikhatshana seza emhlabeni sizelwe ngabazali abalesono siyahamba-hamba emhlabeni liyazi into yokuqala liyazi njengalowo mjuda olamakhala agobileyo uPawulu liyazi futhi wayequba futhi into yokuqala enye into yathi lapha uthi oh apa baba
lapha siyaqala ukubuya bona wasimisela ngaphambili elifeni lethu kuye elali miselwe ngaphambili kithi bona saba yindlalifa yalo ngaphambi kokusekelwa komhlaba bona oh okwenjongo yakhe uqobo ukusebenza intando yakhe enhle uqobo yikho kanye ukuba nguNkulunkulu lomsindisi kulo elami thembayo emva kokuba selizwe ilizwi leqiniso futhi ngubani iqiniso
uJesu liqiniso, iqiniso levangeli, ivangeli liphi? Kule vangeli linye kuphela. AbaseGalatiya 1 yathi, loba ingilosi ichumayela elinye ivangeli, mayibe ngeqalekisiweyo. Leli yilo ivangeli, ivangeli losindiso lwakho. Hatch elinye, akula elinye, akula elinye ibizo eliphiweyo ngaphansi kwezulu. Lelo okumele sisindiswe ngalo, kodwa ebizweni lani? Oh mina. Kuye lani emva kwalokho lakholwa, labekwa uphawu. Oh emva kokuba selikholiwe, singagijima kanjani kulokho mfowethu? Asikutshiyeleni nje khona kulo bubusuku. Lithini? Oh mina bo angeke nje ngiye phambili njalo njalo kulalokho. Asikutshiyeleni okwa lobu busuku. Angeke nje ngichiye lelo lizwi. Ukubekwa uphawu, ungena njani phakathi lapho? Bona ilifa ngokumiselwa ngaphambili, ngaba yindlalifa yenye into. Ilifa lini? Kwakumele kube lomunye owangichiyela ilifa. Ngani wena uthi uJesu wakuchiyela ilifa? Ngicela uxolo, uJesu akazange angichiyele ilifa. UJesu akazange angichiyele ilifa. Weza phansi kuphela futhi wahlawulela ilifa lakho, wakuletha elifeni lakho, kodwa ibizo lakho lafakwa ebhukwini lewundlu lokuphila ngaphambi kokusekelwa komhlaba. UNkulunkulu wakunika ilifa lakho, ilifa lakho laba kuqala. UJesu wabuya kuphela. Okunenge nansi indlela abazama ukukwenza. UNkulunkulu esithi awu, kulabantu abaningi abalahlekileyo, akula lamunye wabo uza kusindiswa. Ngakho ngiza kuthumela uJesu phansi futhi mhlawumbe uzaku omunye umuntu uzaku balusizi futhi abekwazi lokho engikwenzileyo futhi asindiswe. Oh isihawu, angeke ngiphathe iofisi yami njengalokho, loba ngiyiphatha ngokuhawulisayo kwezinye izikhathi. Bona angingeke ngikwenze njengalokho. Pho uNkulunkulu, uNkulunkulu ngokwazi kwakhe kwangaphambili wabona khona kanye ukuthi ngubani owayeza kusindiswa futhi lowayengasoze asindiswe. Wathumela uJesu ukusindisa labo ayevele esebakhethile. Akazange atsho uPawulu indima ezinhlanu ngemuva kwalokho ukuthi wasikhetha kuye kungakabi khona lo mhlaba. Lelo lilifa lethu. Oh uNkulunkulu wasikhetha futhi wavumela uJesu wabuya wabhadala inhlawulo. Lokho kwaba yini? Ukuchithwa kwakhe kwegazi lakhe ukuze kungabi lesono esibalwa kithi. Akusilutho olwenzayo. Kodwa nxa wena lo owona ngamabomo emva kokwamukela ulwazi leqiniso, akusela mhlatsheni manje futhi yikho lapho oza phakama khona njalo uthi pho lokho mfowethu Branham. Kodwa khumbula nje, bona lo owamukele ulwazi leqiniso, abazange bemukele iqiniso, bemukela nje ulwazi lwalo. Bona akula kwenzeka kulabo asebake bakhanyiselwa, benziwa abahlanganyeli bakamoya ongcwele, banambitha amandla elizwi elihle njengalawo amakholwa asemngceleni emuva le. Abanengi bangibhalela incwadi kulokho. Lawo amakholwa asemngceleni bahamba bafika phezu lapho uJoshua loKhalebu bahamba khonale. Ngani? Manje siza kubiza lokho umoya ongcwele ilizwe phandle le. Nampa sebephendukile lapha kumbe phezulu lapha, sithi lokho kungumoya ongcwele futhi basemuva phandle lapha. Liyabona yikho lapho isithembiso esikhona silapho. Awu nxa bengathuma inhloli ezilithumi oyedwa wesizwe ngasinye ukuze kuthi sonke thina zizwe sibekwazi lokho ilifa lethu eliyikho, lapho bonke baza kubekwa khona le, lapho esiza bekwa khona. Ngakho ngiza kuthumela inhloli, bonke bafika khona le. Oh mina bo hachi, singabizwa abagiqiki abangcwele kusukela lapho kusiya. Hachi sasingeke sikwenze lokho. Bona uJoshua loKhalebu bathi ngizabona ukuthi likhangele kanjani. Ngakho bacapha phesheya futhi bakhangela inxa zonke. Mina bo bafika phezulu le futhi baquma ugatsha olukhulu olwalulamadilebisi abo futhi babuyela phansi bathi, mfana likahle lona, likahle nje lapha, thatha amanye awo mahle sibili. Oh lokho kuhle kodwa, oh khangela kulezi ezinkulu, oh singeke sikwenze.
ngimelane lazo zonke izinhlanganiso zamasonto amakhulu. Zonke lezo zinto ezinkulu. Oh kubi sibili, asingeke sikwenze. Hathi numzana, kungenani lokuthi ngubani, asingeke. Hathi numzana. Futhi baqala ukuthi oh asibiyeleni embizeni zenyama zaseGipite. Ngabe sasihlalela phansi khonale. Asingeke sikwenze. Lumgwaqo uqonde kakhulu. Siyazi asingeke senze lokho, asingeke senze lokho. UKhelebu omdala wathi, hlalani thule lonke lini. UJoshua wathi, thulandina lonke, mangikhulume enye into. Oh maye, 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 asingeke sikwenze. Oh, sasingeke, awu nxa, ngingachiya iphathi yami yamakhasi. Mfowethu Branham, nxa kumele ngiyekele inwele zami zikhule, njengomunye umfazi omdala, angazi nje khona engingakwenza. Nxa kumele ngikhuphe ogabhudula bami abancinyane, mina bo angeke biyazi. Futhi nxa kumele ngichiye izigazu zami, nxa kumele ngenze lokho wena. Sibonelo esibi samabomu yebo ngeke nje ukwenze. UJoshua wathi oh kuhle haleluya singalithatha. Kwakuyini? Babekhangele amadolobho amakhulu ayebiyelwe ngomduli. Futhi uJoshua noKhalebu babekhangele esithembisweni uNkulunkulu asenzayo. Hlala lelizwi kungelani lokuthi ungubani, hlala lelizwi. Ngoba uPetro wathi phendukani ilo lalo wenu futhi libhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ngoba isithembiso ngesenu. Ilizwe liphi lesithembiso? La kubantwana benu, la kubo abakude, la labo abanengi iNkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Lingavumeli lokho kulizwise ubuhlungu. Ngivala ngiyacela lingakuvumeli. Bona lapho lina maPilgrim Holiness lamaNazarene leza khona ekungcweliseni, leza khona phezulu lapha endaweni lapho elalibona khona amagilebusi futhi ke lachibinika labuyela emuva. Bona lokho okwenzakalayo yikho lokho okuluhlupho. Alizange lingene khona elizweni. Ngitshengise umNazareni oyedwa kumbe umPilgrim Holiness kumbe loba uphi wabo ezikhundleni lamuhla besiba le mikhankaso emikhulu yokusilisa kanye lezibonakaliso lezimanga zisenziwa. Ngitshengise oyedwa selihlale phansi kanye leJipite labuyela embizeni zeGaliki lama eKadesh Barnea kunjalo. Khangela futhi ngivumele ngunike indawo yakho kumaHebheru isahluko 6 ngoba akula kwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa. Uyazi ngcono nxa ubungazi usukwazi khona manje. Boni futhi benziwa abahlanganeki futhi banambitha izipho zasezulwini banambitha. Boni abantu bayahamba ebandleni futhi bahlale lapho futhi bethi uyazi bona bangabe beqondile lokho kungabe kuqondile kungabe nje ngokufanayo. Kodwa ngiyakutshela mfana, kuthatha ukholo oluningi ukwenza lokho ukunambitha izipho zasezulwini futhi bathi igazi lesivumelwano yinto engangcwele lelo owa ngceliswa ngalo. Njengomthumayeli umama wakhe uyamthumela uthi ngilobizo lokuba yinceku yenkosi. Kulungile, into yokuqala okufanele ngiyenze ikuwatsha impahla sithandwa futhi ngiza kuhambisa kwesinye isikolo. Into embi kakhulu ake wayenza kunjalo bazasusa konke kuye lokho uNkulunkulu azama ukukufaka phakathi kwakhe. Khona ke manje khangela ngoba uba sisona ngamabomu, sisona ngamabomu emva sesamukele ulwazi lweqiniso, ulwazi kubone embhalweni futhi ubekwazi ukuthi iBhayibhelithi ngofanayo izolo lamuhla lanini nini. Bona lokho kululwazi lweqiniso. Ukuliboni siyafulathela futhi sibale igazi lesivumelwano. Umuntu uthi oh yebo ngiyakholwa kuNkulunkulu. Kulungile, uyathatha inyathelo lokuqala. Sibili, ngiyakholwa ekungcweliseni. Kulungile, usemngceleni khona phezulu lapho usulungele ukwamukela umoya ongcwele. Kodwa uyakhangela ngale futhi uthi angazi mayelana ngalokho. Nxa kumele ngenze njenge hathi angikwazi. Uyazi lokho ababiza khona labo bantu. Angazi loba ngingenza lokho kumbe hathi. Hathi ngiyakholwa ngiza kuqhubeka nje futhi ngijoyine. Bona
futhi uyazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Wathi akwenzeki kubo ukuthi bangene phakathi. Bonile basuka osukwini lwabo lomusa. IBhayibheli latsho njalo. Ngiyakwazi lokho kulukhulu. Kodwa iBhayibheli lathi banambithile izipho zasezulwini futhi babala igazi lesivumelwano lapho. Bathi ngiyakholwa ekungcweliseni enhle ehlambulukileyo impilo engcwele. Sibili, kodwa wena lapho ubone ubhaphathizo lukamoya ongcwele futhi lowo bhaphathizo futhi nezinye izinto zonke eBhayibhelini futhi usiyenzeni, usubale igazi lesivumelwano owangcweliswa ngalo into engangcwele. Kuyini emhlabeni okukulethe phezu lapho muntu? Kuyini? Kuyini okukugcine ekubeni yisoni esibi kakhulu? Kuyini okwasusa isoni empilweni yakho? Lokubhema, lokunatha labafazi lezinto empilweni yakho, lokho okwakungamelanga kube lakho. Kuyini okwenza lokho? Igazi lesivumelwano. Khona-ke weza eduzane ukunambitha amagilebusi kwelinye ilizwe lokuyangeka ngevangeli usesaba inhlanganiso yesonto yakho. UNkulunkulu abe lesihawu. Yebona umzana, wabala igazi lesivumelwano into engangcwele futhi wayeyisa imisebenzi yomusa. Akwenzeki kuye ukuthi angene elizweni. Kuyini okwenzakalayo? Ngiyalibuza. Manje ngingumfanekisi futhi wonke umuntu owazi iBhayibheli ungumfanekisi. Ngabe omunye walawo madoda wafika kulelo lizwe lesithembiso? Ngitsho loyedwa wabo. Kubani owakwenzayo? Kubani owaya khona? Labo abahamba kuqala baphenduka futhi bathi, singalithatha, singaba lo moya oyingcwele, ngoba uNkulunkulu watsho njalo. UPetro wathi ngosuku lwePentecost, nxa ngingaphenduka futhi ngibhabhathize ebizweni likaJesu Kristu, ngimele ngemukele umoya ongcwele. Isithembiso singesami, ngiyathanda ukukwenza esami isithembiso ngesami. Liyakubamba? Manje isithembiso ngesami, ngiyasamukela ngesami. Sibili, yikho babe yibo bona kuphela uthi kodwa mfowethu Branham ekuvukeni abasoze babe khona. Abasoze hathi ngumzana. UJesu wathi, bathi futhi uyazenza omkhulu njengoMose futhi wathi wawuyikho yena wabona u-Abraham futhi wathi futhi u-Abraham sowafa. Ngani? Awukafikisi iminyaka engamajumi amahlanu ubudala futhi wena wathi wabona u-Abraham. Wathi engakabi khona u-Abraham, ngikhona. Mina bo ngikhona ohlezi ekhona, uNkulunkulu ongulaphakade, hathi izolo, hathi kusasa, ngikhona. Bona uNkulunkulu ohlala ekhona, u-Elohim, ngikhona. Khona-ke bathatha babeza kumbulala. Manje-ke wathi, awu abobaba bethu badla imani enkangala okweminyaka engamajumi amane. UNkulunkulu wanisa isinkwa phansi sivela ezulwini futhi wabanika ukudla. Bahamba ebandleni futhi babengamalunga amahle ebandla okweminyaka engamajumi amane. Umama wami omdala wafa khona lapha kuleli bandla futhi lezi zinto zonke kanjalo. Baba bami badla imana enkangala okweminyaka engamajumi amane futhi uJesu wathi futhi bonke bafile.
Dead means eternal separation.
Ukufa kutsho ukwehlukana okulaphakade. Bonke bafile. Kodwa ngithi kini ukuthi ngiyisinkwa sokuphila esavela kuNkulunkulu ezulwini. Umuntu angadla lesi isinkwa sikamoya ulo kuphila okulaphakade futhi angeke abhubhe futhi ngiza kumvusa osukwini lokucina. Mfowethu akamangalisi na?
Isn't he
Kunjalo na siyabona umoya wakhe odalulayo uhamba phakathi kwethu. Siyambona esenza izimanga lezibonakaliso lezimangaliso. Siyakuzwa khona kubhaliwe elizwini lakho. Liyakubona khona kuqinisiwe phandle lapho. Mina bo kweminye imizuzu emibili kumbe emithathu kuza kuba lenkonzo yobhabhatizo lwamanzi ezakwenzelwa lapha futhi kathesi labo abaza kubhabhatizwa makuthi abafazi bahambe ngalapha lamadoda kuleli icele futhi manje amadoda kwesenxele sami ngangapha kuleli cele futhi abafazi ngangapha kuza kuba labo dade phakathi lapho belempahla belungiselele futhi nqaloba yipi indoda kumbe uphi umfazi lapha lamuhla ekuseni osuthisekileyo ukuthi uyakholwa elizwini likaNkulunkulu futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyagcina isithembiso sakhe ukuthi nqa umuntu engaphenduka sibili ezonweni zakhe zonke manje igazi alikenzi lutho nakalokho hatshi yikukholwa kwakho nje kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyabiza kanje ekubiza yikho lokho okukwenzayo kathesi angikaze ngibhabhathizwe awu awu nxa ngingaqalisa nje futhi ngenze okwahlukileyo lokho yiyo into qala khona ke uyenza okujiyeneyo emva usuyenzile ukuqala kwakho bona kumele uthibilike ube usuqalisa bona uthi awu angaze ngikubone njengalokho nje awu mfowethu othandekayo ngifuna ungitshengise umbhalo owodwa lapho loba ngubani sengakunikela lokho okweminyaka engamashumi amathathu lanye enkonzo umhlaba wonke phambi kwabobhishopu lokunjalo lapho umuntu oyedwa owake wabhabhathizwa loba ngayiphi eyinye indlela kodwa ebizweni likaJesu Kristu futhi wonke umuntu owayengabhabhathizwanga ebizweni likaJesu kwakumele abuye futhi abhabhathizwe njalo ebizweni uNkulunkulu wayelebizo elilodwa kuphela futhi ibizo lakhe nguJesu leyo kwakuyindodana yakhe wathatha ibizo lendodana yakhe uNkulunkulu manje uJesu umzimba wawungumuntu siyakwazi lokho leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu eyambozwayo manje asikholwa ngohlobo lobunye abantu abathi uNkulunkulu unjengomunwe wakho siyakholwa kulezi ntathu izifanekiso zikaNkulunkulu izifanekiso ezintathu zikaNkulunkulu uNkulunkulu ebonakalisiwe kodwa kulo uNkulunkulu munye bona kunjalo asikholwa sikholwa mangikwenze njengalokho siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayephila esikhundleni ezintathu wayelesikhundla emhlabeni ngesinye isikhathi manje lina bafazi khambani kuleli icele futhi lina madoda khambani kuleli icele labo abalungiselelayo futhi sebelungiselela inkonzo yobhabhathizo manje futhi manje uNkulunkulu wayelezi khundla ezintathu esinye sazo sasibizwa ububaba kumbe isikhathi sokuba ngubaba esinye wayebizwa ubudodana futhi lesinye wayebizwa umoya ongcwele manje lamuhla yisiphi isikhathi ubaba asebenza kiso lamuhla umoya ongcwele wayeyini yena ensukwini lezo ezedlulayo uJesu wayeyini yena ensukwini ngaphambi kwalokho kodwa kwakunguNkulunkulu oyedwa nje kunjalo na ungubaba ndodana lomoya ongcwele lokho okuthathu lezo zikhundla ezintathu zikaNkulunkulu munye uNkulunkulu munye kodwa manje baba akusilo bizo kunjalo na ngifuna ukulibuza manje ngifuna ukulinika uMateyu 28:19 lapho uJesu wathi khambani lina lifundise izizwe zonke libabhabhathize ebizweni BIZO ibizo lika baba manje ngifuna ukubona ukuthi liwazi kangakanani umbhalo wenu lingitshele lapho ngisuka emzileni futhi wathi kubo khambani emhlabeni wonke lichumayele ivangeli kuzo zonke izidalwa lo okholwayo futhi abhabhathizwe uza kusindiswa lo ongakholwayo uza kulahlwa lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo ebizweni lami baza kuxotsha odeveni lokho kuliqiniso konke bakhulume ngendimi ezintsha bazabamba izinyoka manje ngizalicaphunela uMateyu manje lalelani ngizabuza loba ngubani owezimbali manje lokhu kusemathephini lokhu kuhamba emhlabeni wonke ngicela loba ngubani owezembali abuye kimi futhi angilethele loba yiwuphi umbhalo wombhalo loba yiwuphi umbhalo kumbe hatshi umbhalo loba yiwuphi umbhalo wombhalo kumbe ivesi yembali eyake yatshengisa ukuthi loba uphi umprotestanti ukuthi kulo muntu owake wabhaphathizwa ebizweni likababa ndodana moya ongcwele kwaze kwaba ibandla lekatolika lakugcuba enayisini khansili manje lokhu kusemathephini kuyadabula umhlaba wonke indima ezehlukeneyo ezingamajumi amathathu lesikhombisa ezitolikelwa kuzo ngizabhadala indlela yakho phethe yakolwandle yikho lokho baba ndodana lomoya ongcwele ngiyamanga imfundiso yamanga yekatolika futhi hatshi ubhaphathizo wesikristu yikho uLuther wakuletha kuvela ebandleni lekatolika lekatekikazi uWesley wakuthatha futhi kwabuya kodwa lolu lusuku lokubonakaliswa kwamadodana kankulunkulu lapho imfihlakalo ezazifihlwe kusukela ekusekelweni komhlaba zizakwazakala leli lihola sibili khumbula akukazi kube lo muntu ebhayibhelini owake wabhaphathizwa ebizweni likababa ndodana moya ongcwele okweminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa kumpostoli okugcina kwakungela muntu owake wabhaphathizwa ebizweni likababa ndodana moya ongcwele babele ngabala omabili obaba benayisiya bangaphambili inayisiya khansile futhi kusukela lapho bahlela abakubiza ibandla lesikristu lomhlaba wonke futhi benza inhlanganiso ngakho futhi babamba abantu bonke ngamandla kukho okwakuli bandla lekatolika ibala lona katolika litsho mhlaba wonke jikelele ibandla lesikristu lomhlaba wonke jikelele emhlabeni wonke ibandla elilodwa ligoqela umhlaba futhi lesi sikristu babamba abantu ngamandla kukho phakathi lapho babeka behlisela phansi uVenus futhi babeka uMaria behlise phansi uPauli kumbe uJupiter futhi babeka uPauli kulokhe kuyisiyedeni kunjalo ibandla lekatolika lapho maphakathi lapho futhi emva kweminyaka engamakhulu amahlanu balomdlalo abawenzayo eLouisville manje ngoBen Hur babele milayo elithumi kungasikude ngifisa bengathatha okunye kwenxa bengakwanisa okweminyaka engamakhulu alithumi lanhlanu ezikhathi zobunyama ngifisa ngabe bekubeka lokho iminyaka engamakhulu alithumi lanhlanu yokuhlutshwa ngesiyedeni lapho bebamba abantu bonke ngamandla futhi bebabulala bababulala bababophela bafaka inkabi kwesinye lenkabi kwesinye isandla futhi babenze baqabuthe isiphambano kumbe beqalise eyinye ngalindlela kumbe ngaleyo ndlela sengabeka isandla sami khona eSwitzerland ngemuva kwezinsika lapho ababemi khona futhi baqume ulimi lwabo futhi bababiza ngokuthi abathakathi futhi lakho konke lokuthi yikho kanye kunjalo futhi lo moya ofanayo ukhona lamuhla umthetho nje bambelela phansi linda kuze kuthole inkululeko yakho ibhayibheli latsho njalo linda nje kuze kuzitshengise imibala yakho kuthole ithuba lokukwenza lingakuvotela khona masinyane ngakho konke engikwaziyo bona kuza kuba kuyeza akula ndlela yokukuvalela kumele kubuye kunjani kumele kubuye kuyeza ngakho nxa kukwenza likukhangele nje kodwa mfowethu ufuna ukuba kwazi into eyodwa ngiyamazi lo engamkholwayo haleluya ngimatsha ngisiya phambili bona yikho kulesikhathi lapho umlobi lapho ngatshela umlobi owe Lamza ibhayibhili lelamza lapho ekhangela futhi wabona leso sibonakaliso sendulo sikaNkulunkulu khona kanye nje lokho khona kanye amacatha amathathu amancinane ngikho ngathi kuyini lokho wathi lo nguNkulunkulu ezifanekisweni ezintathu ngathi okunjengobaba ndodana lomoya ongcwele wangikhangela wathi uyakukholwa lokho futhi ngathi yebo numzana wathi ngibone ukudalula lokho obunye ubusuku ngacabanga ukuthi wawungumprofeti wenkosi wathi uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho wangisingatha ngengalo zakhe wathi manje ngiyakwazi kunjalo wathi abantu laba bemelika abakwazi kuyini wathi abazi lutho wathi bazama ukuthatha ibhuku lasempumalanga futhi balenze ibhuku lasentshonalanga ngalo abalazi ngitsho ibhayibheli labo wathi akula elinye ibizo eliphiweyo ngaphansi kwezulu akula elinye ibizo ngokuba wonke umuntu owake wabhaphathizwa ebizweni lika
Jesu Kristu akulanto enjalo njengabantu abathathu kuNkulunkulu munye futhi lo ngumfo wethu Lamza uDokotela Lamza umtolikeli weBhayibheli Lamza ongumngane omkhulu kaEisenhower futhi labo bonke abangamanxusela amakhulu omhlaba futhi lezinye izinto wangisingatha ngengalo zakhe wathi ngolunye usuku baza kudubula ngalokho kodwa wathi khumbula abantu bonke labo bafa ngokwembangela Ngingathanda ukuba njengoPetro omdala lapho wayefakwe entolongweni kwakulo mfana omncane omdala phakathi lapho futhi wayengahlalisekanga futhi wathi oh kuyini uhlupho wathi uyakwazi uzabulawa uPetro wathi yebo wathi awu ulungiselela ukufa lamuhla wathi yebo wathi awu baya baya bawe sabina wathi hatch wathi kumele ube ngomunye wabo ababizwa amaKristu wathi yebo Wathi kuyini okwenzakeleyo futhi wamtshela wahlala phansi futhi wamtshela indaba futhi lapho iqhubeka wehla phansi wathi futhi bengingabe ngikhulekile lamuhla ekseni bengingabe ngihambe ngaya joina enye yezinhlanganiso zamasonto abo futhi nje ngaqhubeka ngiphila bona bengingabe ngikhulekile kodwa ngaqala ukuphuma phandle kwesango ledolobha futhi ngabona oyedwa esiza engena phakathi Ngaba kwazi ukuthi yena wayenguba ngathi inkosi uyangapha wathi ngiyabuyela ukuyabethelwa njalo wathi ngiphendukile emuva khona ke nje bathi libizo likabani uSimon Petro wathi ngilapha mina wathi sesikulungele wathi bengikulindele wahamba khona phandle lo mfana wamthinta ehlombe futhi wathi mana umzuzu Simon ngiyamamukela lo uNkulunkulu lana futhi kaThes angesabi Makuthi elami libe ngelilandelayo kunjalo haleluya
It's dripping with blood Yes it's dripping with blood This Holy Ghost gospel is dripping with blood The blood of the disciple who died for the truth This Holy Ghost gospel Keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangled their blood like the prophets of old. So the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen, but there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. It's dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Umbhalo nje singakahambi. Futhi bathi kuPetro la kwabanye babo. Madoda abazalwane, senze njani ukuze sisindiswe? UPetro wathi kubo, "Phendukani ilo lalo wenu." Futhi lebhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwesono senu futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele ngoba isithembiso ngesenu lakubantwana benu futhi lakubo bonke abakude khatshana labo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza
Inkosi ibusise manje lapho siphuma phandle kwendlela linga bukela ubhapathizo lapho si